Asikhotha miseni amakhanda ethu. Nkosi Jesu othandekayo, sikuthene njalo ebizweni lakho, lokukhangelela okukhulu, kokuthululwa kwamandla aphilisayo kaNkulunkulu, ukusiletha ekunanzeleleni kwesikhundla sethu lendawo lemisebenzi yethu njengokuba singabantu ababiziweyo, behlukaniswa emhlabeni bazinikela kuNkulunkulu.
Grant, Lord, tonight that the blessings of God will guide us and direct us in the things we do or say, that it might bring honor and glory to your name.
Siphe Nkosi lobu busuku ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu zizazihola futhi zisiqondise ezintweni esizenzayo kumbe esizitshoyo, ukuze kulethe inhlonipho lenkazimulo ebizweni lakho. Amen. Ngiyathaba ukuphenduka ebandleni lobu busuku lokuba lani bantu abathandekayo, futhi ngiyazi kuyakhudumala. Kodwa nje ngifonele umkami, ngicabanga kungamathuma ayisificamunwemunye alokunye lapho, amathuma ayisificamunwemunye lanhlanu kumbe amathuma ayisificamunwemunye lesithupha kumbe enye into, futhi kungathi kuyakhudumala kancinyane kulalokho okuyikho lapha. Ngakho sengijwayele umkhathi okhudumalayo manje. Ngakho kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuba lapha eTabanekeli kulesi isikhathi sePhasika esimangalisayo, futhi angeke ngitsho ukuthi ngingaxolisa ngalo omude kangako, umbiko omude lokhu kusa. Kodwa angizange ngifune ukukhathalisa ukubekezela kwenu, futhi-ke ngibuye kikho njalo lobu busuku. Kodwa bengifuna ukufikisa lowo mbiko kini ukuthi liyingxenye yalokhu kuvuka. Bona, futhi lingakhathazeki ngawo, futhi bona, thokozani nje ngawo. Akula lutho loba ngaphi olungalwehlukanisa kiwo. Akula. Ugcinakele laphakade embusweni kaNkulunkulu, lapho uNkulunkulu edinda uphawu lwakhe phezu kwakho, unjalo kuze kube sekucineni kohambo. Lapho uhulumende ebeka uphawu phezu kwempahla, abakaloliwe babeka uphawu emnyango, lelo tolokisi alingeke libanjwa banje lize lifike lapho eliya khona. Lapho uNkulunkulu ebeka uphawu lwakhe phezu komuntu, futhi uphawu ngumoya ongcwele, lapho ebeka umuntu uphawu njengalokho, usehambile esiphethweni sakhe salaphakade. Akasoze futhi aphinde njalo abuyele emuva njalo. Ngoba khumbulani abase-Efesu 4:30 bathi, lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa uphawu ngaye okwazo zonke izikhathi. Bona, ubekwe uphawu ukuze kube nininini, ubekwe uphawu laphakade embusweni kaNkulunkulu ngumoya ongcwele. Manje cabanga ngalokho. Khona-ke lina udeveli uzalidutyuza, futhi uza kukhuluma yonke into kini, futhi alibeke icala, futhi azame ukulenza licabange ukuthi kalisikho. Kodwa lingamlaleli. Manje liyazi ledlule ekufeni langena ekuphileni. Uyazazi izinto elake lazithanda alisazithandi njalo. Liyakwazi ukuthi likholwe ilizwi lonke likaNkulunkulu. Libonile uNkulunkulu esebenza khona ngaphakathi kwethu kungela ubufakazi obungehlulekiyo ukuthi ungomkhulu, unginguye. Linanzelele ukuthi loba yini okukhulunyiweyo ebizweni lakhe, akukaze kube lento eyodwa eyaprofethwa ebizweni lakhe, kodwa lokho okwenzakalayo khona kanye ngendlela akwenza ngayo. Ngitsho lakusayensi, iphephandaba, imifanekiso wamakhamera abalobi, lakho konke okunye kwafanela kukunanzelele. Bona, kungenani lokuthi bayafuna kumbe hatshi, uNkulunkulu ubenza bakwenze kungenani. Bona, ukukwenza kwaziwe. Manje siliqembu elincinyane. Kumbulani, akusilo qembu elikhulu alilandayo. Lingesabi mhlambe omncinyane, kuyintando enhle kababa wenu. Bona, ngifuna ukulitshiya lilelizwi elethusayo nje singakabi lokugcotshwa komtshumayeli, futhi lokhu kuyethusa sibili. Kodwa nje ukuthi libe kwazi, manje angitsho ukuthi lokhu kuyikhoqathu ekubaleni, kodwa ngizathanda ukuthiya lokhu kanye lani. Angazi loba kulabantu phakathi lapha abake babona ukuzalaniswa kwenkomo ngokuxutshaniswa, okuyikuthi angikholwa kikho, kodwa ngakubona kusenziwa, futhi ngababona bethatha ubudoda benkunzi obeneleyo nje obungathintwa ensimbini encinyane njengolithi lokuvungulisa, futhi babubeke phezu kocezu lwemabula, futhi baphendule amangilazi akwenza kukhule, angazi ukuthi kangaki, koze kuthi ubudoda lobo lapho ongeke ubone lutho ngelihlo lakho lemvelo loba waphi amangilazi ajwayelekileyo, kodwa lapho kukhuliswa ikhulu kumbe ngokuphindwe ikhulu lamathumi amahlanu, ungabona kulelo thonzi elilodwa elincinyane elobudoda, mhlawumbe amathumi amahlanu kusiya kumbe wana ezincinyane ezilikhulu ziseqayeqa ngalapho. Njalo kowesifazana kubuya amaqanda amaningi ebudodeni manje lapho khona kuletwa ndawonye manje okokuqala kokubili okuhlanganayo lokuxhumayo kulokhu ngodwa kuphela kwaleso sigidi okuza kuphila lake lacabanga lokho na zimbewana ezifanayo leqanda elifanayo kokubili nje kuyafanana kodwa kulokhu kodwa kuphela okuza kuphila futhi lokhu akuhloswayo ukuthi yiphi eqalela ukufika kuqala ngoba kwesinye isikhathi iqanda khonale ngemuva emsamo futhi imbewana ingabe iphakathi laphakathi kobudoda futhi ziyabhinqika enye phezu kweyinye kuthatha inhlakanipho ukwazi loba kuza kuba ngumfana kumbe inkazana olenwele ezibomvu olenwele ezimnyama kumbe ini okunye yikukhetha kukankulunkulu akungeke kube ngolunye ulutho ukhetho loba ekuzalweni kwemvelo lukhetho loba kuza kuba ngumfana kumbe inkazana kumbe loba yini okuza kuba khona futhi lapho leyo mbewana imincane izibhincela kuleli qanda elincinyane futhi imisila emincinyane ikhithike kuqala umgogodla wengane kumbe loba yini okungokwakho inyamazana ingane kumbe loba yini okuyikho futhi ezinye zalezo mbewana eziyisigidi amaqanda ayisigidi imbewana eziyisigidi futhi ngeyodwa kuphela ephilayo konke kuyafana kodwa unkulunkulu uyakhetha ngokhetho lokho okuza kuphila futhi okunye konke kuyabhubha okukodwa phakathi kwesigidi lapho u-Israyeli esuka eGibhithe bonke bakholwa umbiko womprofethi oyedwa babona izibonakaliso zikankulunkulu ngoMose bonke babo bazibona futhi bona ngamunye baphuma eGibhithe futhi bahamba olwandle olubomvu futhi babhaphathizwa kuMose ngamunye wabona amandla kankulunkulu emtshaya lapho ehlabela emoyeni futhi lapho uMiriam etshaya ethamborini wagijima phezulu laphansi okhunjini kunye lamunye wabo ubusuku bonke badla entsha imana yasezulwini evela ezibhakabhakeni munye ngamunye walabo abanathayo kulelo dwala likamoya elatshaywayo futhi kwakulabantu abayizigidi ezimbili abasuka eGibhithe bangaki abafika elizweni lesithembiso na ababili oyedwa phakathi kwesigidi bangaphi bona bonke uJesu wathi babhubha obaba benu badla imana enkangala okwebanga leminyaka engamathumi amathathu futhi ngithi kini ukuthi bonke bafa manje kulamakristu aphosa abezigidi ezingamakhulu amahlanu emhlabeni lobu busuku sibala amakatolika amaprotestanti lakho konke nxa uJesu engabuya kulokho kufithwa mayelana ngalokho engikukhulumileyo nje kungaba lamakhulu amahlanu abaswelakalayo emhlabeni lobu busuku ekufithweni futhi mhlawumbe banjalo nsuku zonke sibala zonke izizwe abangaziwayo ukuthi bangaphi ngakho kungaba loba yisiphi isikhathi bona oh makristu asihlomeni izikhali zikankulunkulu akase nzeni konke esikwaziyo ukukwenza ukumkhonza ukumthanda lokulindela leso sikhathi esikhulu manje akuyikuba lezigidi ezinkulu lamaxuku azaphuma esizukulwaneni futhi bamatshe bengena akungeke kube khona manje khumbulani usuku lunye luphetha isizukulwane usuku ngalunye njengoba kwakuyikho ngensuku zikanowa kuza kuba kanjalo ekubuyeni kwendodana yomuntu lapho imiphefumulo eyizificaminwembili yasindiswa ngamanzi kodwa usuku ngalunye luphetha isikhathi esiyiminyaka engamathumi amane komunye womuntu kwabanye bona futhi usuku ngalunye abaningi bayabekwa uphawu embusweni usuku olulodwa usuku lokucina luzafika masibe leqiniso manje lapho sisengqondweni zethu eziqondileyo futhi lasebandleni laphakathi kwabantu lapho umoya ongcwele uzibonakalisile sibisakhe lathi asibe leqiniso ukuthi yonke into ilungile futhi ihlala ilungile phambi kwakhe ungami ungaphumuli imini lobusuku kuze kuthi lawo mandla aphilisayo asekukhuphe ezintweni zomhlaba akungenisa embusweni kankulunkulu futhi lina elilethwa ngeqiniso embusweni kankulunkulu futhi liphiliswe ngumoya kankulunkulu lithaba okunganani ngenyembezi zentokozo kufanele sibe semadolweni ethu imini lobusuku sibonga unkulunkulu ngalokho akwenzileyo lobu busuku sile nguquko encinyane enkonzweni silomfo wethu omuhle lapha umfo wethu Kebs ubuya kithi evela ebandleni leNazareni futhi ngicabanga lokho kuqondile mfo wethu Kebs uyafisa lobu busuku ukugcotshwa yithi ngokubekwa izandla asila maphepha okunika loba ngubani kukanti siyananzelelwa njenge singaba lamaphepha kodwa siyakholwa ukuthi oweqiniso umthumayeli ogcotshiweyo amaphepha akhe asezulwini bona futhi ulamalungelo okuthumayela iBhayibheli ingqeqo uNkulunkulu ebonakalisa impilo yakhe ngeBhayibheli siyakholwa ukuthi lezo zincwadi zakhe ezimchazayo futhi manje umfowethu Capes ugcotshiwe ngokusemthethweni ebandleni leNazareni, kodwa lobu busuku ufuna abadala nokunjalo ukubeka izandla phezu kwakhe okokugcotshwa ukuthwala lumbiko. Yinto bani yobuqhawe! Ngizwe imibiko kusukela lapho ngisethusoni, lemibiko emangalisayo kangaka ekamfowethu Capes lapha ngomsekeli wakhe kumfowethu Neville olomusa obambe ikhandlela lokukhanya nje ngobuqhawe njengamadoda amabili lawa engalibamba. Sibeke izandla kumfowethu Neville kodwa hathi phezu kukamfowethu Capes. Futhi ngifuna labo abangabachumayeli umfowethu Jackson labo, futhi ngabe lapha lomfowethu Radel abadala bebandla lapha, ngabe ngabuya phezulu lapha nje okwemizuzu emilutshwane manje, futhi lokubeka izandla kumfowethu Capes. Futhi manje siyathola eBhayibhelini ukuthi yiyo indlela abenza ngayo, babeka izandla phezu kwabo futhi babehlukanisa ke, futhi yiyo indlela abenza ngayo uTimothy. Wathi ngesipho lesi esasiphakathi kwakho kusukela kugogo uLoyisi, babekunanzelele khona ukuthi kwakulesipho endodeni esasibuye kuye ngabadala ngokubekwa izandla. Manje abazalwane beletadei, abazalwane beletadei Rain bathola loba kunjalo bakuxubanisa, babecabanga ukuthi bamnika isipho ngokwenza lokho. Hathi isipho sasivele sikuye, futhi nje babeka izandla zabo phezu kwakhe njengokuvumela ukuthi babekholwa ukuthi uNkulunkulu wayesevele wabeka isipho kuye, futhi basivumela ngokubeka izandla. Futhi amadoda lawa lapha kuleli bandla lawa engikholwa bathumbe imiphefumulo yabo ngamandla akhe aphilisayo, ngali nabafowethu lingabuya phezulu nje manje, mfowethu Radel lani lonke elilapha ebandleni, futhi labadala lamabandla esihambisana lawo ngalapha ukubeka izandla phezu kuka mfowethu Capes ukuthi angagcotshwa ngokuvumela kwethu phambi kwalumbuthano, futhi athunyelwe phandle ukutshumayela ivangeli lenkosi uJesu loba ngaphi uNkulunkulu angambizela khona. Uba usevele sengomunye wethu ngokuzalwa, ungomunye wethu ngoba usekholwe umbiko, ungomunye wethu ngenxa yokuthi umela iqiniso lelizwe. Futhi sifuna umfowethu Capes ukugcotshwa ngokusemthethweni phambi kwenu ngokubekwa izandla ukuthi ungomunye wethu. Kulungile mfowethu Radio, mfowethu Capes, mfowethu Neville. Umfowethu Junior Jackson loba yibaphi abanye babachumayeli lapha, angazi nje ukuthi bangaki abakhona, angiyithemba balezi nkonzo zabo ngokwabo lobu busuku. Ngakho buya khona phezulu lapha mfowethu Capes.
Now, where's Brother Hunter and them from New York? Brother Anthony, I guess they have gone back.
Manje ungaphi umfowethu Hunter, labo abavela eNew York? Mfowethu Anthony, ngithemba sebephendukile. Loba nguphi wenu abalapha abakanye lathi ngani singathokoza ngawe ukuthi ubuye phezulu lapha futhi ume kanye lathi manje njengokuqaphela ukuthi siyakholwa umfowethu Capes ukuba bangaki abenu lapha abazi umfowethu Capes? Phakamisa isandla sakho. Kulungile, beka isandla sakho phansi. Bangaki abakholwa ukuthi uyinceku kaNkulunkulu? Phakamisani izandla zenu. Siyamthanda njengomfowethu. Manje lokhu akusikho khona kanye indlela eqondileyo yalokho esingakubiza ukugcotshwa, kodwa ngifuna lumbuthano bengingela kuhlabela ingoma, kodwa ngifuna ukuthi lingisize ngizame ukuthi ngolunye usuku umprofeti wehla phansi e-altari ethempelini, futhi lapho esethempelini wayengumuntu olungileyo, kodwa wayeyame nje phezu kwengalo zika-Uziya inkosi, futhi wayeyindoda elungileyo. Kodwa kukanti ngolunye usuku ethempelini wabona enye into lapho ewela embonweni ayengakaze ayibone ngaphambili. Wabona ingilosi zilamaphiko ziphapha imuva laphambili zisedlula esakhiweni zimemeza, "Ncwele, ncwele, ncwele, Nkosi Nkulunkulu Somandla." Woza mfowethu, yebo bona, "Ncwele, ncwele, ncwele, Nkosi Nkulunkulu Somandla." Ben. Futhi lapho ekwenza insika zethempeli zabuma, futhi wathi, "Aye kini ngoba ngiyindoda yendebe ezingcolileyo." Ebukhoneni bukaNkulunkulu wananzelela ukuthi loba ingumprofeti wayengalunganga, wathi, "Ngiyindoda yendebe ezingcolileyo futhi ngihlala phakathi kwabantu abalendebe ezingcolileyo." Futhi enye yezingilosi yaphapha futhi yathatha ilahle lomlilo futhi yathinta indebe zakhe futhi yathi, "Profitha, ndodana yomuntu, ungasinika ikhodi kulokho dade nxa ungakwenza?" Bangaki abayaziyo lingoma, wothini indima eyodwa? Kulungile.
Then he Christians now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord.
Speak, my Lord. Seek, and I be quick to answer thee.
Makuthi abadala bahambe ngalapho manje futhi babeke izandla phezulu kwamfowethu Caps. Asikhothamiseni sonke amakhanda ethu. Nkulunkulu othandekayo, insika zethempeli sezinyikinyile njalo, futhi lapho sibona umoya wempilo ephilisiweyo usebenza kumfowethu. Ngiyakhuleka Nkulunkulu lapho esizwa lokhu kuvela phezulu, lokho okuthi kumele ahambe. Sibeka izandla phezu kwakhe njengabadala bakho Nkosi, futhi simnike isandla sokunene sobudlelwano, futhi sibeka izandla zethu phezu kwakhe, futhi sedlulisele izibusiso zikaNkulunkulu phezu kwakhe, okuthi uzagcoba indebe zakhe, ukucabanga kwakhe, isimo sakhe sonke, futhi makathathe lumbiko wevangeli wo wonke umkenkele khona ozambizela kilo. Sibe khona Nkosi. Siyakunika umfowethu njengenceku yakho ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Chumayela ilizwi umfowethu omncinyane woba sesikhathini laphandle kwesikhathi. Kuza khalimela ngokubekezela konke le mfundiso. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Ngabe angizange ngibe kwazi ukuthi awuzange. Umfowethu Ben lapha sebuye kithi ngicabanga ukuthi ubechumayela kwesikhathi esithile kukanti ebengakwenzi ngokusemthethweni. Ngacabanga ukuthi ukwenzile, yiso isizathu ngimbizile phezulu. Ukugcotshwa kumbe izandla zabekwa phezu kwakhe lapha. Manje umkamfowethu Ben ulapha kwenye indawo futhi ungumuntu othandekayo. Wayengumfazi othumayelayo futhi lapho yena lomfowethu betshada futhi wamletha ejabhanekeli. Lapho ebona futhi esizwa ilizwi kukanti ikhosikazi elihle elincinyane lobuntu obuhle, kodwa lapho ebona ukuthi kwakububi abafazi ukukwenza lokho wabeka eceleni futhi kwakhangeleka kuwela phezu komkakhe. Uqondile lokho, leso isipostoli yo indlela okumele kube ngayo. Umfowethu Ben uthatha amathebu njengoba ngizwisisa kanye lomkakhe. Bayahamba phakathi ere indawo ezingaphandle khonale ngemuva ezintabeni emaguswini, futhi bayakhalisa lawo amathebu futhi bagcizelele phezu kwamathebu. Izikhathi eziningi bayaxotshwa, baxotshelwe phandle, baphoselwe phandle. Siyakukhangelela lokho ngoba bonke abaphila ngobuNkulunkulu kuKristu Jesu baza kuhlukuluzwa. Bangaki lapha abamaziyo umfowethu Ben? Bangaki abamkholwayo ukuba yinceku kaNkulunkulu? Ofanele lesi sibusiso esizasicela uNkulunkulu ngaye. Ubona, kasuye owemzini ubekanye lathi okweminyaka leminyaka. Ngimazi njengendoda yokuzithoba. Unjengami wenza amaphutha amaningi. Sonke siyakwenza lokho. Lokho engikuthanda ngomfowethu Ben, uyathanda ukugaqa emadoleni akhe ukukwenza kuqonde. Futhi lapho esizwa ngolinye usuku ngomtshado lokwahlukana, yena lomkakhe babelungiselele ukwehlukana. Ngenxa yokuthi uyamthanda, futhi laye uyamthanda, kodwa bafuna ukuhambisana lelizwi likaNkulunkulu. Loba yini ilizwi elakutshoyo, yikho lokho ababekufuna. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzabusisa uBen lomkakhe enkonzweni yakhe. Kasibekeni izandla zethu phezu komfowethu. Nkulunkulu othandekayo, sibeka izandla zethu phezu komfowethu Ben ngesibonakaliso sokuthi siyamthanda, futhi siyakholwa Nkosi ukuthi uyafisa ukukwenzela umsebenzi ukuthunywa phandle lamathebu lawa ukuwakhalisa phakathi kwabantu wasezintabeni endaweni ezikhatshana lapho mhlawumbe abaningi bethu abangasoze bafike. Kodwa kukanti umbiko kumele uhambe kuwo wonke umhlaba. Siyakhuleka ukuthi uzabusisa umfowethu futhi umnike umoya wakho futhi mawubuye phezu kwakhe futhi umhole futhi umqondise nalomkakhe kulezo ndawo lapho mhlawumbe lowo mphefumulo owodwa uphandle lapho futhi iminyango ayingeke ivalwe kuze kuthi leyo mbo eyodwa ilethwe phakathi. Wena awusuthiseki lezingamathumi ayisificamunwemunye lesificamunwemunye. Lonke ibizo elisebhukwini kumele lilethwe phakathi. Basize Nkosi lapho sibeka izandla phezu kwakhe, lapho simhlanganisa kanye lathi njengomfowethu. Futhi usizo lwethu lomkhuleko kuye uzahamba laye. Futhi siyakhuleka ukuthi uzambusisa Nkosi loba ngaphi aya khona. Ebizweni likaJesu. Amen. Akubusise mfowethu Ben, isandla sokunene sobudlelwano sikunika sona njengabazalwane abangabathumayeli. UNkulunkulu akubusise mfowethu. John Martin, L.
How many knows Earl Martin? How many believe to be a servant of Christ?
Bangaki abamaziyo L. Martin, bangaki abamkholwayo ukuba yinceku kaKristu. Uyabuya kithi evela ngiyakholwa okokuqala uvela eqembini lePentecostal futhi manje ngicabanga uyelusa futhi usebenza ezimele. Bengimazi u-L ukuba yinceku kaKristu eqotho. Kangisoze ngikhohlwe isenzo esisodwa. Eziningi zibe khona kodwa isenzo esisodwa lo-L ngiyakhumbula ngobunye ubusuku bambiza lapho ngiseDallas, Texas. Ukumbe ngiyakholwa hathi kwaku Beaumont, Texas, kunjalo dade, futhi baya ingane yakhe yayilele isifa futhi bacabanga yayivele isifile yayingasaphefumuli njalo. Futhi u-Eli weza indlela yakhe esiza ekamelweni lami njengobaba. Amahlombe agobayo wakhotha amaphansi phambi kwami lapho ngisembhedeni wagiqela phandle wabeka ingalo zakhe ngakimi futhi wathi, mfowethu, ngiyakholwa ngumprofethi kaNkulunkulu. Ngihlezi ngikholwa lokho. Futhi nxa ungatsho nje ilizwi, ingane yami isifile kanti izaphila, futhi ingane yakhe yaphenduka ekuphileni iyaphila. Ngiyakholwa ukuthi ufanele ukwesandla sokunene sobudlelwano salawa makholwa. Kasikhulekeni bazalwane lapho sibeka izandla phezu kwakhe. Baba osezulwini olomusa, sibeka izandla futhi phezu kukamfowethu Martin. Siyamthuma Nkosi emikhawulweni oyimiseleyo ukuthi ayihambe loba ngaphi okukhona abaningi kumbe abalutshwane ezindleleni emigaqweni emikhulu ezintangweni nxa kungabe kuyikho loba ngaphi okukhona Nkosi makuthi izibusiso zakho zibe layo. Sibeka izandla zethu phezu kwakhe lapho simfisela umusa wakho futhi simnika izibusiso zethu ukuthi umoya ophezu kwethu Nkosi mawuhambe layo futhi uzamhola futhi umqondise kumiphefumulo elahlekileyo ezintangweni nasezindleleni. Siyamthumela ebizweni likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu akubusise mfowethu Martin. Hamba manje lenkosi ibe lawe okwenjongo efanayo. Richard libizo lakho na? Bangaki abazi uRichard Blair? Bangaki abamkholwa kuba yinceku kaNkulunkulu? Uvela eqenjini lebandla leUnited Pentecostal.
Umfowethu
Blair, ngiyakhumbula ukubizwa okukhulu kwakhe. Ngiyakhumbula isikhathi lapho umfowethu Blair wayengeke wayengafuni ukungikholwa ngoba kwakulo moya owawusebenza laye umtshela ukuthi ngangingowamanga. Futhi lapho esahlezi khona emhlanganweni umoya ongcwele wachibilika futhi wawubiza futhi wayeselungiselele nje ukudangala futhi yikho okwambeka kuleso simo. Futhi ngiyakhumbula umkakhe omuhle engibiza ngolunye usuku wathi, mfowethu Branham, ngiyakholwa uRichard uza kufa. Futhi wayele ngiyakholwa isikhava wahamba futhi wasibeka phezu kwakhe lapho ngimbuza futhi ngakhuleka nangu lapha ingane encinyane yayike yaba sengozini kumbe umfana wakhe engozini abazange banike ithemba kiyo ilokuphambaniseka kobuchopho futhi ngomkhuleko loba ngefoni ingane yaphiliswa. Liyakholwa mfowethu Blair ungufakazi weqiniso kaKristu. Likhuleke ukuthi izibusiso zenu zihambe laye. Bazalwane bekani izandla zenu phezu kwakhe. Nkulunkulu othandekayo ukubonakalisa umfowethu olomusa lohloniphekayo, inceku yakho evele yaphuma eqenjini lakhe uqobo ukuhamba ekukhanyeni. Baba, siyakhuleka ukuthi uzabusisa umfowethu Blair lapho simthumela lezi busiso zethu le mvumo yethu lezandla zethu phezu kwakhe kuloba ngaphi lapho ongambiza khona Nkosi, kuloba yuphi umsebenzi ongaba yiwo, makuthi umoya wakho uhambe lo mfowethu Blair uhole futhi umqondise kwabalahlekileyo labafayo balumhlaba ukuze asize ukuthola leyo mvu elahlekileyo ukuze enelise ukuyibuyisela esibayeni loba ngaphi engaba khona loba yini olakho ngaye Nkosi. Siyacela nje ukuthi umoya wakho umhole futhi umqondise ohambweni lwempilo yakhe. Singabazalwane bakhe ekumnikeni isandla sokunene sokudlelwano. Siyakucela ukuthi uhambe laye ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Isandla sokunene sobudlelwano, uNkulunkulu akubusise mfowethu Blair. Silawo amaphesenti alikhulu, siyakukhulekela futhi siza kwenza loba yini esingakwenelisa ukukusiza ngokuya. uNkulunkulu akubusise. Uthini? Ungubani? Merlin Anton. Ngaphi? Ebandleni. Ukhona owazi umfowethu Merlin Anton? Mucha kini. Oh, yebo, ungixolele mfowethu. Uvela eSalvation Army, kunjalo ngiyamkhumbula, ngeqiniso sengimazi manje nginje. Ubuso bakhe abuzange bukhangeleke bujwayelekile kimi lapho kulesi sikhathi. Bangaki abamaziyo ukuba ngumuntu kaNkulunkulu? Bangaki abakholwa ukuthi uNkulunkulu usebenza laye? Phakamisa isandla sakho. Ngingamkhulekela na? Manje mfowethu, siyakwazi ukuthi uvela eqenjini elikhulu labantu, iSalvation Army ngabantu abakhulu. Kodwa iSalvation Army yenza umsebenzi omkhulu phandle esitaladeni. Ngasingeke sakhuluma lutho olubi ngamaNazarene, ibandla lePentecostal kumbe iSalvation Army kumbe loba yiliphi lawo. Bangabazalwane bethu. Kodwa uyabona, siyakholwa ukuthi singabathwali bombiko omkhulu waleli hola esiphila kilo. Ufuna ukwenza lokho kanye lathi? Kasikhothamiseni amakhanda ethu lapho sibeka izandla zethu phezu komfowethu. Baba osezulwini othandekayo, nguwe owenza ukubiza, nguwe ophilisa ilizwi ukuze bakholwe. Futhi sibeka izandla zethu phezu komfowethu oligugu njengokuvuma ukuthi siyakholwa ukuthi ukanye laye futhi uzamsiza. Sithumela izibusiso zethu laye ukuthi thina esikholwa ukuthi sedlule ekufeni sangena ekuphileni. Futhi manje sibambe amandla aphilisayo ezinhlizweni zethu ngomusa kaNkulunkulu. Sibeka izandla phezu komfowethu futhi simthumele lezibusiso zethu ukuthi uzamkhokhela futhi umhole futhi umqondise kuyo yonke inkenke yomhlaba. Nkosi, lo omgcobele wona ukuba ahambe, makuthi umoya wakho uhambe laye futhi umnike impila kahle, amandla lokuphumelela enkonzweni yakhe, ngoba siyamthumela ebizweni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Leso isandla sokunene sobudlelwano, liyazi abafowethu qhawulanani izandla laye bazalwane njengalokho, ngakho lokho ukuthi kulungile. Inkosi ilibusise lonke. Wena loba yini okufisayo lokwakho manje? Ngubani ibizo lakho? Mfowethu Carol. Lo ngumfowethu Carol ovela eCincinnati. Ukhona owazi umfowethu Carol? Phakamisa isakho ekubeni ngovela eCincinnati. Ngiyakuthandabuza ukuthi ukhona owaziyo uthi wayele qembu futhi iqembu lalifuna ukugcoba abafazi abangabachumayeli. Wayengela kumela lokho futhi wenza okudazuka kubo. Yikho kanye engadazuka ngakho ku Missionary Baptist uDokotela Roy E. Davis. Bangaki abake bamuzwa sibili lakwenza bona. Wayefuna ukugcoba abafazi abangabachumayeli futhi ngathi, hathi mnumzana, njengomkhulu ngathi, angeke ngikwenze lokho ngisazi kuphikisana lelizwi likaNkulunkulu. Kangikwazi mfowethu Carol, kodwa phezu kwesisekelo sobufakazi bakho lalelo qiniso olimelayo, asilalutho esiphambana lalabo bafazi bangabodade. Siyabathanda, kodwa siyakholwa ukuthi bale ndawo yabo lokuthi kufanele bahlale bona. Futhi siyakholwa ukuthi bayisithandwa endodeni umncedisi futhi kungela enye indlela. Sicabanga ukuthi bayisipho esikhulu kakhulu ngaphandle kwesindiso leso uNkulunkulu ake wasinika indoda. Kodwa akalandawo kuphulupithi ngokwelizwi likaNkulunkulu. Phezu kwaleso sisekelo lokholo lwakho kuNkulunkulu, sibeka izandla zethu phezu kwakho njengobudlelwano ukubuya uhambe lathi. Kasibekeni izandla zethu phezu kwakhe. Baba wethu osezulwini othandekayo, indoda encinyane, ngihle ngikwazi nje ukuthi uzwa njani ufuqelwe phandle ngenxa yeqiniso eliqotho ukuthi umuntu kasoze aphile ngesinkwa kuphela kodwa ngalo lonke ilizwe. Ngakho sibeka izandla phezu kwakhe, sibeka izibusiso zethu phezu kwakhe. Umoya wakho mawukhokhele, umhole futhi umqondise ohambeni lonke lwempilo kuloba ngaphi ongamthumela khona Nkosi. Mazise ukuthi siyamkhulekela futhi siza kuba lusizo kuye lokumsekela ingqe ezakumela iqiniso. Siphe khona Nkosi, siyamthuma ebizweni likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu akubusise mfowethu Karel. Uthola nje ukubekwa lezo zandla ezehlukeneyo, lina lonke nikezani uhloko lwezandla zokunene zobudlelwano ngalokho. Umfowethu Radel lapha akaze agcotshwe ngokusemthethweni lapha ebandleni linga. Bangaki abamaziyo umfowethu Radel? Sonke siyamazi. Bangaki abakwaziyo ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu? Ubaba osezulwini othandekayo, makube njengabadala bakho bebeka izandla phezu kwalo mfowethu ohambe kwajulileyo amanzi alodaka. Ubonile ibandla lakhe lisiwa, ubonile yonke into ithatha indawo, kodwa kanti ekholwa lanxa sibeka izandla zethu phezu kwakhe futhi sedlulise izibusiso zethu kuye. Umgcobe Nkosi ngokulamandla ngelizwi Nkosi, futhi umthumele kuwo wonke umkhenke wasemhlabeni. Makube phezu kwakhe futhi kumsize futhi umthume ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Mfowethu Radel uhlezi kulesandla sokunene sobudlelwano. Ngiyamazi umfowethu Radel ukhangeleka njengomfana wami uQobo, ubaba wakhe lami umama sazane okwesikhathi eside, futhi ngiyamazi umfowethu Radel ukuba inceku kaNkulunkulu. Ngisebenzelayo uNkulunkulu akubusise mfowethu Radel. Ngubani ibizo lakhe? Ngubani mfowethu? Mfowethu Martin, uyamazi mfowethu Martin? Ngubani ibizo lakho? Umfowethu Macomas, ngithemba akunalo yedwa lapha omaziyo, kodwa ungu yebo lindoda lapha iyamazi mfowethu Tyler. Futhi ubuya ukubekwa izandla phezu kwakhe ukuthi uza kuba ngumthwali wevangeli mfowethu Macomas. Uvela ngaphi mfowethu Macomas? Rockford, Illinois. Oh, kunjalo na, uvela eTucson. Oh, ngiyakhumbula ifoni manje. Dumisa inkosi. Lithini na? Udade wenu. Ngakho ulapha manje, wakhulekelwa ngokunye ubusuku evela eTucson ngefoni. Para, wayewome uhlangothi, busuku obulutshwane obedlileyo futhi ulapha manje. Umfowethu Martin uyakwazi mngani. Akumangalisi, ufuna ukuthatha umbiko. Asibekeni izandla phezu komfowethu. Nkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla labanye laba phezu kwenceku yakho lokunika kuye isandla sokunene sobudlelwano. Sikhuleka ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu ziza ukuthi umgcobile ukuba njalo. Isibusiso sakho sibe phezu kwakhe futhi umhole futhi umqondise ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Isandla sokunene sobudlelwano mfowethu, lalezo zibe lawe. UNkulunkulu abe lawe. Yebo mfowethu. Kulungile mnumzana, ngiyakholwa ukuthi lowo ngumfowethu Darius. Lindoda ngumfowethu Darius. Uvela ngaphi mfowethu? Black Rock, Arkansas. Mfowethu ngamazi omunye futhi ngiyakholwa lapha wathi umfowethu Brewer. Ngiyakholwa ngihlangane labo lokhu kusa. Futhi udade Vele, ngiyathemba mfowethu Vele lalabo abamaziyo, labamaziyo ukuba ngumuntu kaNkulunkulu, inceku kaNkulunkulu. Ngiyamangalisa. Hawu manje mfowethu othandekayo, ukuba isithwali sombiko, sifuna ukuthi libe kwazi ukuthi siza kuma ngemuva kwakho senze yonke into esingayenza. Siza kube sikukhulekela ukuthi lawe uzathwala lumbiko kusiya emikhawulweni yaloba ngaphi kwalapho uNkulunkulu akugcobele ukuthi uhambe. Kasibekeni izandla zethu phezu kukamfowethu Darius. UNkulunkulu othandekayo, sibeka izandla zethu phezu komfowethu, simnika isandla sokunene sobudlelwano lokumthuma ebizweni likaJesu Kristu ukuthi uza kumgcoba. Futhi umnike isandla sokunene sobudlelwano. Futhi umoya wakho ohambe laye, futhi umhole, futhi umqondise ebizweni likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Manje ngiyakholwa umfowethu Anthony. Abaningi benu liyamazi umfowethu Anthony. Belapha kanye lathi isikhathi eside. Ngiyamazi ukuba inceku kaKristu ngokwami. Ngiyakholwa uyindoda encinyane ezinikeleyo. Ubakaze ngokusemthethweni abekwe izandla phezu kwakhe. Ubengakwazi ukuthi lokhu kwakusiza bangani. Bona, kodwa khona manje kuhle njengaloba ini. Ngakho siza kubeka izandla phezu kwamfowethu Anthony futhi simnike nje isandla sokunene sobudlelwano. UNkulunkulu kumele enze ukugcoba. Lokhu yikuvumela nje ukuthi abekwazi futhi uyazi ukuthi siyakholwa lumzalwane futhi siyamthanda futhi ungomunye wethu embikweni. Futhi sifuna ukuthi abe lezibusiso zikaNkulunkulu futhi yikho lokho esimcelela khona. Asikhulekeni lapho sibeka izandla zethu mfowethu. Unkulunkulu othandekayo, leyi encinyane ethobekileyo, inceku yakho yase-Italy, Nkosi, uza lobu busuku ukuba lezandla zibekwe phezu kwakhe. Futhi isandla sokunene sobudlelwano siyelulwa kuye ngokusemthethweni kuvela ebandleni. Nkosi, amandla akho amakhulu, thumela lumfana omncinyane, ungxenye yomhlaba lasemkenkeni oyabe umbizelekiwe. Futhi makahambe, futhi abakhulule labo bantu esonweni lemikhuhlaneni lokukukhonza. Nkosi, zonke insuku zempilo yakhe. Ma umkhokheli, umhole, ma ukuthi izibusiso zethu zibe layo. Lapho simthuma, ebizweni lika Jesu Kristu. Amen. UNkulunkulu akubusise. Oh, angazi, sisekuxhunyanisweni lefoni. Amasenti angamashumi amahlanu ngomzuzu. Bekungabe kulomunye umuntu lapha owayefuna. Kwela phezulu lapha futhi libizele amabizo enu ukuthi ungubani bazalwane kumayikrofoni nje khona phezulu lapha batshele nje. Ngabe kuyibo labo. Bazalwane bami, lawa madoda, liyawukholwa lumbiko ukuba liqiniso elivela elizweni likaNkulunkulu. Liyakukholwa lokho ngenhliziyo zenu zonke, kulungile. Futhi liyafisa futhi licabanga nxa sibeka izandla phezu kwenu. Sifuna ukuthi libe kwazi ukuthi silani, futhi siza kwenza loba yini esingayenza ukulisiza. Futhi manje ngifuna lina bazalwane ukuze ngibeke izandla phezu kwabo lami, ukuthi libuye khona phezulu lapha manje, futhi sonke kasikhothamiseni amakhanda ethu lapho sibeka izandla phezu kwabo. UNkulunkulu othandekayo, nanti iqembu labantu, ngibeka izandla zami phezu komunye lamunye wabo, ebizweni lika Jesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Futhi makuthi wena, obabizele ukuba ngabatshumayeli, ukuthi mabakutshumayele Nkosi, zonke insuku zempilo yabo. Futhi, tshumayela ivangeli kuso sonke isidalwa. Sibanika isandla sokunene sobudlelwano, futhi sikhuleka izibusiso zakho ukuba zibe labo Nkosi. Lapho sibabusisa, thumela izibusiso zethu. Makuhambe wonke umkenke womhlaba obabizele ukuya kiyo, mabasebenze futhi bakukhonze ngesilinganiso obabizele kiso. Mababe ngamaqhawe lezinceko eziqotho zikaNkulunkulu, siphe khona Nkosi. Futhi sikucela ebizweni lika Jesu Kristu. UNkulunkulu alibusise ngamunye bafowethu. UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu akubusise mfowethu, UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu akubusise mfowethu Yums. Inkosi ibe lani. Munye ngamunye. Masibusiswe isibopho esibophanisa inhliziyo zethu othandweni lwesiKristu. Ubudlelwano bomqondo ofanayo. Bufana lalobo obuphezulu. Akamangalisi na, cabanga nje manje bangaki abatshumayeli abalapha lobu busuku, ukubekwa izandla phezu kwabo. Bengingazi ukuthi besise kuxhunyanisweni lokhu kwefoni, nga abantu phandle lapho bengangixolela ngalokho. Angizange ngibekwazi, bona, angizange ngibekwazi nje, ukuthi bebezaxhumanisa lumbiko omncinyane lobu busuku. Kodwa manje sizabala ilizwi futhi sikhuleke, futhi singene nta phakathi kwalumbiko. Engiwuzwa ukuthi umoya ongcwele ungabe ufuna ukuthi ngiwulethe kini lobu busuku. Futhi manje, lapho siphendla ngemuva okwesifundo, ngizasimemezela ngesikhatshana. Asivuleni kumanani, isahluko 22, indima 31. Amanani 22:31 okwesifundo. Lapho lisavula, ngalithanda ukubala. Ukubala kumbe likumake. Ngifuna lonke lingikhumbule manje, ngize ngilibone njalo, ngithemba kwesinye isikhathi kuleli hlobo. Inkosi ithanda. Futhi nga loba yini isenzakala, ngingenelise ukuya phetsheya kolwandle, ngizaphenduka. Kodwa manje sesikholwa lokho ukuthi lokhu kusebenze njani ngalapho ukuthi umoya ongcwele uza kusithumela manje endleleni azikhethileyo sibi sakhe ukusithumela futhi yo indlela esifuna ukwenza ngayo. Inkosi ibusise. Baba sesizakuba la ilizwi lakho ungalibusisa futhi uligcobe ekuzwisiseni kwethu. Siyacela ebizweni lika Jesu Kristu. Amen. Ibhuku lamanani isahluko 22 lendima 31. Futhi inkosi yavula amehlo kaBhalamu futhi wabona ingilosi yenkosi imile endleleni lenkemba yayo ihwatshiwe isesandleni sayo futhi wakhothama wathi mbo ngobuso bakhe phansi. Manje ekubaleni kwalokhu ukwakha indikimba yakho ngifuna ukuthatha isifundo. Kambe uNkulunkulu uyaguqula yini ingqondo yakhe ngelizwi lakhe na? Leso isifundo sibili futhi liqiniso elikhulu okufanele silizwisise. uNkulunkulu angakhuluma yini ulutho futhi-ke athi ngiyaxolisa ukuthi ngikukhulumile? uNkulunkulu angabuye aliphendukise ilizwi lakhe emva kokuba eselikhulumile na? Manje kulesi sitsho lapha, isizathu ngikhethe lesi sitsho kwakungenxa yokuthi ngesinye sezitsho zeBhayibheli lezo umbali azama ukukubona kumbe ukuzama ukutsho ukuthi uNkulunkulu uyaguqula ingqondo yakhe. Lokhu kungabe kunjengalokho ukuthi waguqula ingqondo yakhe kuloba yiphi indawo eBhayibhelini engiyaziyo. Ngoba watshela uBhalamu enye into futhi-ke waphinda wamtshela enye. Futhi manje abantu abaningi bazama ukwenza uBhalamu nje isanuse kumbe enye into. Kodwa uBhalamu wayengasiso sanuse, wayengumprofethi wenkosi. Manje sizathi sithole isichasiso sombiko kuqala. U-Israyeli wayesohambeni lwabo bevela ePalesi besiya ePalestina besiza bevela eGibhithe. Futhi inkosi yayikanye labo futhi babe sonke isitha esasivukile phambi kuka-Israyeli sasuswa endleleni ngoba uNkulunkulu wathi uzathumela olonyovu phambi kwabo futhi axotshele phandle isitha. Yingqe babehamba ngokulalela ekulayeni kwakhe. Umsebenzi wawungekho mkhulu kakhulu. Amamaleki, iziqhwaga zosuku zazingatsho lutho ku-Israyeli. Lanxa babengamadoda amancinyane ngesimo, kodwa babehamba ku-itsho kanje inkosi. Ngakho kungela ndaba lokuthi okuphikisayo kwakuyini, uNkulunkulu uhlezi ebona ukuthi amazwi akhe ezithembiso akehluleki ku-Israyeli. Futhi u-Israyeli weTestamente elidala umfanekiso womlobokazi weTestamente elitsha bephuma phakathi komhlaba bemacha emgwaqweni besiya eKhenani kumbe iKhenani esiya kilo imileniyamu. Manje siyananzelela uMowabi lapha ngumfanekiso webandla. Futhi uMowabi babebulele nje amakhosi futhi baxotsha isitha, babulala yonke into, bathumba ilizwe futhi benyuka kuMowabi. Manje uMowabi loba ngayiphi indlela wayengasiso isizwe samahedeni. uMowabi wayesizwe esakhonza uNkulunkulu ofanayo lo u-Israyeli ayemkhonza. Futhi ilizwe likaMowabi kwasekuqaleni laqalwa yindodana kaLothi ngendodakazi yakhe uQobo. Futhi yena engumsunguli walesi sizwe futhi wayehlele abadumileyo bakhe lokunjalo futhi wenza isizwe esikhulu ngakho futhi banda futhi baqhubeka besiya. Futhi manje u-Israyeli wayengowenzalo ka-Abrahama athi ekaLothi. U-Israyeli waphuma ku-Isaka uJakobe futhi u-Israyeli waphuma kulezo zizwe ezilitshumi lambili kuJakobe ngokuya kwesikhathi wabizwa ngokuthi Israyeli ngoba wabindana lenkosi. Futhi uMowabi lapha manje kulokhu futhi linabantu phandle emafonini. Ngifuna kuqala ngithi angifisi ukuba ngumchothozi futhi ngithemba ukuthi anginjalo. Kodwa umbiko onikwe kimi kumele ngithembakale kulowo mbiko. Kungenjalo ngiza kuba ngumzenzisi. Bona, angingeke ngikhulume ukwedlula lokho engithunyelwe ukuba ngikukhulume. Futhi ngicabanga ukuthi isitha esikhulu sombuthano wesiKristu lamuhla ngamabandla ahleliweyo. Ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi ekugcineni kuzabumbeka kube luphawu lwesilo. Lokho engingenelisa, ngicabanga ukuthi ngingatshengisa lokho ngeBhayibhili ngosizo lukaNkulunkulu. Sengivele ngakwenza ukuthi kuzabumbeka kube luphawu lwesilo kumanyano wamabandla. Ngoba uNkulunkulu akaze enze loba yisiphi isikhathi ukwamukela ibandla eligcotshiweyo, ibandla elihleliweyo. Ngitsho akaze ngitsho akwenze. Futhi sonke isikhathi umuntu esenza inhlanganiso, umoya kaNkulunkulu watshiya futhi awuphindanga wabuyela njalo. Ubuza loba nguphi owezembali, kumbe ungaba ngumbali ngokwakho. Ngitsho lapho behlela uNkulunkulu wakubeka eshelufini, futhi yikho lapho okwaya khona kwahlala kusukela lapho kusiya. Bakhula ngobunengi bamalunga, kodwa ngitsho ukuvuka kukamoya. Ngitsho njalo futhi umoya wabilapha umfanekiso wokunjalo, ngoba babe yisizwe esihleliweyo elizweni labo njengasenhlanganisweni yesonto yabo. Futhi lapho babelezinkolo zabo, futhi inkolo yabo kwakuyinkolo efanayo leyo Israyeli ayelayo. BabengamaMowabi futhi bekholwa kuJehova uNkulunkulu, kodwa babeliqembu labantu elihleliweyo. Futhi manje lapho bemela ibandla lemvelo, u-Israyeli umela ibandla likamoya ohambweni lwabo. Manje u-Israyeli wayengasiso sizwe esihleliweyo, ingqeye babelandela uNkulunkulu. Babezimele bodwa, babuya bezihambi bengela ndawo yokuya khona, loba ngaphi insika yomlilo eyahamba khona bahamba layo. Babengayisiso sizwe esihleliweyo, babe lokuphilayo phakathi kwabo, ngoba ukusokwa kwabanika lokho ngaphansi komlayo nguNkulunkulu. Kodwa kungayisiso isizwe esihleliweyo kulesi sikhathi. Lapho ekugcineni besiba yisizwe esihleliweyo, yikho lapho abawakhona futhi baphika uMesiya wabo. Futhi manje siyathola izikhathi zonke ukuthi lapho le emvelo lekamoya, imoya yamabandla lezinhlanganiso ihlangana, kuhlezi kulokuxabana, akukaze kwehluleke ukuba njalo. Kuhlezi kuxabana ngoba siyathola ukuthi phakathi lapho ngumona, futhi lapho kulumona ubangela ukuqathanisana ngokwenyama, ukulingisela. Futhi siyakuthola lamuhla njengoba kwakunjalo leso sikhathi, lapho uNkulunkulu esenzela umuntu ngamunye ulutho, wonke umuntu uyazama ukulingisela njengalokho uNkulunkulu akwenzele lowo muntu. Bona kubangela ukuncintisana futhi kwenza okwenyama. Futhi-ke nxa bengeke olunye uhlangothi bathola impumela kamoya, khona-ke bakuthatha ngamandla epolitiki, kumbe bafake esikhundleni enye into ukuphazamisa ingqondo zabantu ukuze bazidonsele kubo abafundi. Yikho kanye okwathatha indawo ekuqaleni sibili, njengoKhayini lo-Abhela, bobabili abafana lapha emhlabeni. Futhi lapho u-Abhela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo ongcono kakhulu ukwedlula uKhayini, futhi uNkulunkulu waqinisa u-Abhela ngokwehla phansi futhi esamukela umhlatshelo wakhe, wabangela umona loKhayini ngoba wayelomona ngomfo wakhe, futhi wabulala umfo wakhe. Waqala ekuqaleni ukuthi lapho okwemvelo lokomoya, kukanti uKhayini lo-Abhela babekhonza uNkulunkulu ofanayo, bobabili bakha uhlobo lwama-altare olufanayo, futhi bobabili bakhonza uNkulunkulu ofanayo ebandleni elifanayo, i-altare elifanayo. Kodwa uKhayini ngokucabangisisa kwenyama waletha izithelo zomhlabathi futhi wazibeka phezu kwe-altare njengomhlatshelo, ecabanga ukuthi ngeqiniso lokhu kuzaphendula kuNkulunkulu okwenhlawulo. Ngakho kumele wabe wangenisa njengalokhu abantu becabanga lamuhla, ama-apula u-Adamu lo-Eva abawathathayo abangela isono. Futhi loba yini ngicabanga manje sebekufikise phansi kupomegranate kumbe enye into manje, abanye babo bathi kungasikude kwakungenye into. Futhi Woto apela wayenomsetshelo oqondileyo wakwazi ukuthi kwakuligazi elakwenzayo ngakho waletha iwundlu futhi lapho uNkulunkulu esamukela elakhe manje u-apela ngokholo nesambulo akula enye indlela kwakungela bhayibhili elalilotshiwe ngakho uyabona ukuqala kokulunga liqiniso likaNkulunkulu elanjuliweyo futhi ibandla lonke likaNkulunkulu ophilayo lakhelwe phezu kwalokho ujesu ngolunye usuku esehla entabeni wathi kubafundi bakhe abantu bathi mina indodana yomuntu ngingubani omunye wathi ungumose futhi omunye wathi ungu-eliyasi futhi ungujeremiya kumbe omunye wabaprofethi wathi kodwa lina lithi ngingubani yikho lapho umpostoli upetro ephefumulelwe ngunkulunkulu ephilisiwe ngumoya wenza leso sitsho esikhulu kakhulu wena ungukristu indodana kankulunkulu ophilayo nanzelela isitsho ubusisiwe wena simoni indodana kajonasi inyama legazi akukwambulelanga lokhu kuwe ubaba wami osezulwini ukwambulile lokhu kuwe wena ungusimoni phezu kwaleli dwala idwala bani manje ikatolika ithi phezu kukaphetro idwala ilitshe elincinyane futhi amaprotestanti athi phezu kukakristu idwala hathi ukwahlukana kodwa kwakuphezu kwesambulo upetro ayelaso lo ayenguye akula muntu ongeza kimi watsho ujesu ngaphandle ubaba wami amdonse futhi bonke ubaba anginike bona baza kuza kimi wena ungukristu indodana kankulunkulu ophilayo ubusisiwe wena simoni indodana kajonasi inyama legazi akukwambulelanga lokhu kuwe kodwa ubaba wami osezulwini phezu kwaleli dwala ngiza kulakha ibandla lami kuthi amasango esihogo akayi kulahlula ilizwi likankulunkulu elambulwe ngokomoya nanzelela u-abhela ngokholwa kunkulunkulu wanikela umhlatshelo ongcono kakhulu futhi ikholwa lokwenyama lacabanga ukuthi kwakuyimisebenzi yezandla zakhe uqobo ukuthi lezithelo zakhe lomnikela wakhe omuhle awulethayo ukuthi uNkulunkulu uzawuvuma futhi kwenza ukuxabana siyathola ukuthi u-Abrahama loLothi benza okokuxabana siyathola ukuthi uMose loDathani uKhora baba lokuxabana okufanayo uMose engumprofethi ogcotshiweyo ngelizwi lenkosi waqiniswa ukuthi wayekhethiwe ukuba ngumkhokheli wabo wehola lokuthi u-Abrahama wayethembise izinto zonke lezi futhi lapho uMose wenza khona kanye lokho uNkulunkulu athi kuza kuba yikho kuthatha indawo futhi uKhora engowenyama wayefuna ukuvusa inhlanganiso phakathi kwabo wayefuna ukwenza iqembu labantu futhi uNkulunkulu akasebenzile abantu njengalokho kuyatshengisa khona lapho kulowo mbhalo umfanekiso ohambo lamuhla ukuthi inhlanganiso ayisikho lokho uNkulunkulu akugcokayo ngoba masinya lapho uKhora ekwenza wathi kuMose uyazithathela okuningi phezu kwakho ngamanye amazwi ibandla lonke lingcwele ngani uthi nguwe wedwa umuntu ongcwele ngawulalungelo lokwenza okunjengalokho uzama ukuzenza umuntu omkhulu sonke singcwele sonke singabantwana bakankulunkulu futhi uMose wathibilikisa ikhanda lakhe nje futhi wasuka wahamba wathi nkosi kuyini engiza kwenza uNkulunkulu wathi zehlukanise laye senganele ngakho futhi wamginya emhlabathini bona kwaba lokuxabana lapho okwenyama lokomoya kuhlangana kuhlezi kulokuxabana lapho ujudasi lojesu behlangana kwaba lokuxabana oyedwa indodana kankulunkulu omunye indodana kasathane njengokhayini lo-abhela kwaba lokuxabana lapho behlangana omunye wabo wayengumphathisikhwama sebandla lomunye umalusi futhi njengoba manje sibuya kulolu suku entweni efanayo njalo inhlanganiso yesonto ngokwenyama umlobakazi kamoya kakristu umlobokazi kamoya kakristu wahlukile kakhulu ezinhlanganisweni zenyama koze kungabi lokuqathaniswa kulokho lakancinyane manje nanzelela okwemvelo izikhathi zonke kuzama ukufanekisa okukamoya kodwa njengokukajakobe lo-isawu akusoze kusebenze akuyi kukwenza manje lapho kusiza ekwenzeni imisebenzi emihle ngiyakholwa ukuthi u-isawu wayendoda engcono kulojakobe emehlweni abantu wayezama ukunakekela ubaba wakhe, wayeyisiphofu, umprofeti, futhi zonke lezi izinto azama ukuzenza, kodwa kukanti u-Esau kazange acabange ngalokho kusiba ngumsebenzi wenyama nje. Wacabanga ukuthi wayengangenanga ngalokho akwenzayo, ukwenza into enhle komunye umuntu okwakulungile. Kodwa uJakobe, umphefumulo wakhe wonke kwakuyikuthola lobo buzibulo, kuthi yikho lokho uNkulunkulu akunanzelelayo kuye okukamoya. Nanzelela, futhi kuhlezi kubangela okwemvelo ukuzonda okukamoya. Wabangela uKhayini ukuzonda u-Abela, wabangela uKhora ukuthi azonde uMose, wabangela uJudasi ukuzonda uJesu, futhi kuya lokuya kuhamba. Kubangela okwemvelo ukuzonda okukamoya, njengoKhayini ekuqaleni wazonda u-Abela, lo uNkulunkulu owamukela umhlatshelo kuye, futhi ezama ukubabhubhisa. Bayazama lokuphikiza imfunzelelo, bayazama ukuphikiza yonke into, ngoba akusilutho, kodwa umona waqalela kuKhayini futhi kwafakaza ukuthi kwakungumona. Futhi lokhu kuyinto efanayo lamuhla, lapho okwemvelo, okwenyama, lokomoya kuhlangana ndawonye, kuyafakaza ukuthi nguSathane. Akula enye indlela, ngoba umona uvela kuSathane. Futhi-ke kubangele ukulingisela kweqiniso. Umuntu ukuzama ukulingisela enye into engayisiyo, abangayimiselwanga ukuyenza. Kunganani okwalokho esikubonileyo kulezi nsuku zokugcina, oh minabo, kunengi kanganani okunjalo. Ngakho sibona uNkulunkulu akwenzela fo akaguquli lanini nini ingqondo yakhe ngelizwi lakhe lasekuqaleni, kodwa lowo ambizayo, nguye amgcobayo. Akula omunye umuntu ongathatha leyo ndawo. Akula muntu owayengathatha indawo kaMose, kungela ndaba ukuthi kulabo Khora abangaki abavukayo, labo Dathani abangaki. WawunguMose uNkulunkulu ayimbizile kungenani. Kodwa futhi nxa abantu bengasoze bahambe entandweni yakhe epheleleyo, kule ntando yokuvumela aza kuvumela uhambe kiyo. Nanzelela, uyakuvumela, kulungile, kodwa uzakwenza kusebenzele inkazimulo yakhe entandweni yakhe epheleleyo. Manje nxa ungathanda njengokuthi ekuqaleni kwakungayisiyo intando kaNkulunkulu epheleleyo ukuthi abantwana bazalwe ngokwazana kwendoda lomfazi, hathi mnumzana. UNkulunkulu wadala umuntu ngothuli lomhlabathi, waphefumulela umoya wempilo phakathi kwakhe, futhi waba ngumphefumulo ophilayo. Wathatha kuleyo ndoda umncedisi, futhi wenza umfazi kuye. Leyo kwakuyintando kaNkulunkulu leyasekuqaleni. Kodwa lapho isono singena senza into esayenzayo, khona-ke wavumela indoda ukuthatha umfazi okusemthethweni futhi abe labantwana ngaye. Yandani futhi ligcwalise umhlaba, khona-ke nxa kuyindlela elizakwenza ngayo. Kodwa uyabona, kwakungakaze kitsho kube yintando yakhe epheleleyo. Ngakho-ke zonke izinto lezi ezazilesiqalo kumele zibe lesiphetho. Isono sonke kumele sibuye ekutshabalaleni. Isono sonke kumele kuqedwe ngaso. Ngakho-ke kumileniyamo enkulu, lapho ukuvuka kusiza, akudingi ukuba sizalwe kutsha njalo ngabobaba bethu labomama. Kodwa uNkulunkulu njengalokho akwenzayo ekuqaleni, uzabiza umuntu othulini lomhlaba lomncedisi wakhe kanye laye. Kunjalo yiyo indlela ayenza ngayo ekuqaleni. Ngakho-ke uNkulunkulu kaguquli ingqondo yakhe loba ngani, kodwa uzakuvumela ukuthi uqhubekele phambili. Manje lokhu kuyindlela ende ukufika kulokho engifuna ukukutsho lapha mayelana ngalokhu. Kodwa futhi kodwa kuyi uza ngifuna ukuthi likuzwisise. Bona, uNkulunkulu uza kuvumela ukuthi wenze ulutho futhi akubusise ekukwenzeni, kodwa kunjalo uyabe kulokhu kungayisintando yakhe epheleleyo. UNkulunkulu wavumela u-Israyeli ukuthatha umthetho ku-Eksodusi isahluko 19, lapho uMusa usuvele wabanika umprofethi, insika yomlilo, iwundlu lomhlatshelo, amandla okukhulula. Kodwa bakhalela umthetho, kwakungayisiyo ntando kaNkulunkulu. Kodwa kwangeniswa ngoba umuntu wayekufuna, futhi waqalekiswa ngomthetho uqobo ayewufuna. Kuhle kakhulu ukuba lentando kaNkulunkulu. Yikho lokho asifundisa khona, intando yakho kayenziwe, umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe. Kumele sizehlise sibi sethu entandweni yakhe, lelizwi lakhe. Ungalibuzi, likholwe. Ungazami ukuthola indlela yokulibhoda, ukuthathe njengendlela okuyiyo. Abaningi bafuna ukubhoda bathole enye indlela, futhi lapha ukwenza uyazifumana sibi sakho ukuqhubeka. Uyafumana uNkulunkulu ekubusisa, kodwa usebenza entandweni yakhe yokuvumela, futhi hatshi kweyakhe epheleleyo, intando yobuNkulunkulu. uyakuvumela njengoba ngichilo kodwa akasoze akuvumele kuba intando yakhe epheleleyo kodwa uzakwenza kusebenze ukuhlonipha lokubusisa intando yakhe epheleleyo futhi ukuzala abantwana ngokwazana kwendoda lomfazi ngokunye kwalokho. Manje nanzelela, uMowabi kwasekuqaleni kwakuyisizwe esizelwe ngokungekho emthethweni. Saqalisa ngokungekho emthethweni, kukanti ngobaba olikholwa lendodakazi elikholwa. Kona kanye nje, nxa ungafanekisa lokho futhi usebenzise ingqondo kamoya, ungayibona leyo nhlanganiso yesonto ime lapho isobala nje njengani okunye. Sibili, bona, into yonke kayilunganga. Futhi khangela lapho kulethwa iqala njengalokho ayingeke iyaqhubeka njengebhola likangqoqwane liyaqhubeka ligiqika nje lisiya lokuya. Uyathola impambeko eyodwa futhi uqale kule mpambeko eyodwa futhi uyaqhubeka nje ugiqa into eyodwa emva kweyinye le nto eyodwa enjengeyinye konke emva kokunye. Futhi iyo indlela ibandla elaqala ngayo, iyo indlela okwaqala ngayo eNicaea eRoma, apho ibandla leRoma Katolika ekuqaleni sibili lapho yavela khona kuyiPentecost. Kodwa lapho behlela futhi bangenisa abadumileyo ebandleni baqalisa ekwenzeni besiba lemikhuleko futhi begijimisa amangqongo lokukhulekela abafileyo nazo zonke ezinye lezi zinto. Futhi khona-ke kwaqalisa nje ukugiqika kusuka empambekweni eyodwa kusiya kweyinye, empambekweni eyodwa kusiya kweyinye, kwaze kwathi khangela osekuye khona akula okukodwa okumela iPentecost kukho lakancane. Bona impambeko eyodwa ithatha eyinye, ithatha eyinye, kule nto eyodwa kuphela yokwenza. Lokho ayikuhlanza irekhodi futhi ubuyele ekuqaleni. Lapho Martin Luther eqala ngokulungisiswa, lokhu kufanele kube yikuqhubekela phambili ibandla leLutheran. Bona, nxa uLuther lapho ehlela wayengela kuthatha kungcweliswa kukaWesley ngoba wahlelwa futhi amadoda ayengela kukumela, ngakho umoya waphuma kikho. Manje iqembu likaLothi lapha kumbe uMowabi wayengumntwana wendodakazi kaLothi olivezandlebe kwasekuqaleni. Manje nanzelela, njengebandla lemvelo uMowabi umela inhlanganiso yesonto ngokwemvelo. U-Israyeli umela ibandla likamoya. U-Israyeli kwakule bandla leqiniso, kwakungumlobokazi walolo suku ebizwe phandle kweGibhithe futhi waqiniswa ukuba liqiniso. Nanzelela lapho lapho bobabili besiza ndawonye, bobabili banikela umhlatshelo ofanayo, bobabili bakha babona ama-altare ayisikhombisa, bobabili banikela umhlatshelo ohlanzekileyo inkabi futhi banikela lokunikela inqama bempakaza ukuthi kwakulo Mesiya ozayo. Ngokwesisekelo bobabili babefanana qathu. U-Israyeli phansi lapha esihotsheni, uMowabi phezu koqaqa. Futhi uMowabi lama-altare ayisikhombisa, u-Israyeli lama-altare ayisikhombisa, uMowabi lenkabi eziyisikhombisa, u-Israyeli lenkabi eziyisikhombisa, uMowabi lenqama eziyisikhombisa ikhuluma ngoMesiya ozayo, u-Israyeli lenqama eziyisikhombisa. Wawuyini umahluko phakathi kwabo? Ngokwesisekelo bobabili babeqondile, kodwa uyabona uMowabi wayengela kuqiniseka kukaNkulunkulu kanye labo. Babeyisizwe kuphela, iqembu labadumileyo, kodwa u-Israyeli wayenomprofethi kanye labo. Babeledwala elitshayiweyo kanye labo. Babelensika yomlilo. Babelenyoka yethusi ukusiliswa. Babelezibusiso zikaNkulunkulu zihamba khona kanye labo. Futhi babengabantu ababizelwe phandle bakaNkulunkulu. Manje siyathola ukuthi lokho kufanekisa ngokupheleleyo lapha kulawo mabandla lamuhla. Njengoba uMowabi wayengenjalo, u-Israyeli wayezihambi indawo ngendawo, loba ngaphi leyo nsika yomlilo ihamba bahamba layo. uMowabi kwakungenjalo, babehlalisekile enhlanganisweni yesonto yabo uqobo phansi elizweni labo, kabazange basuke, bahlala khona lapho. Babelabadumileyo babo, bagcoba izinto njengalokho okwakufanele bakwenze, futhi babelamaqhawe abo, babelabali babo, babelenkosi yabo ababelayo, ababethola kuyo izilayezo zabo, lokunjalo. Kodwa uMowabi wabona u-Israyeli elento ababengelayo, wabona amandla amakhulu phakathi kuka-Israyeli, futhi kwakungumprofethi, futhi lowo mprofethi kwakungumose. Futhi babakwazi lokho, lapho impi ihamba ngokungayisikho baphakamisa izandla nje futhi baziphakamisela phezulu lapho, futhi impi yaguquka. Ngakho bangela into enjengaleyo. Ngakho bazama ukufananisa lepolitiki. Ngokudonza kwepolitiki.
They sent over to another country.
Wathumela kwelinye ilizwe futhi baqhatha umprofeti ukuthi abuye ukuze babe lomprofeti ukuthi bengaba lamandla phakathi kwabo njengalokho Israel ayelakho phakathi kwabo.
Do you see the carnal comparison?
Liyabona ukuqathanisa kwenyama? Liyabona ibandla lenyama lamuhla? Lenza into efanayo. Nanzelela, manje bobabili baza kuba labaprofeti. Umahluko kuphela okhona. Umose umprofeti kaNkulunkulu, inkosi yakhe yayinguNkulunkulu. Yikho lapho athola khona izilayezo zakhe, ilizwi lenkosi. Futhi uBhalamu, laye njalo, wayelenkosi. Futhi leyo nkosi yayinguBhalaki, inkosi yakoMowabi. Futhi yikho lapho athola khona izilayezo zakhe, lezibusiso zakhe. Ngakho Mowabi wathi kuBhalaki, yehla phansi. Kumbe uBhalamu wathi, yehla phansi futhi ungiqalekisele laba bantu, ngoba bamboza ubuso bonke bomhlaba. Bayabuya nje futhi bakhothe yonke into njengenkabi ikhothe utshani. Wathi, yehla phansi manje, uthi ngiyazwisisa ukuthi uyaqalekisa. Ungabusisa, loba yini okwenzayo, yananzelelwa. Manje sifuna ukunanzelela ukuthi lindoda ayingumprofeti ogcotshwe nguNkulunkulu kodwa wathengisa ubuzibulo bakhe ngezizathu zepolitiki njengalokho ibandla elikwenzileyo lamuhla njengoLuther, Wesley, Pentecost leqembu labo bonke bakuthengisela ukudonsa enhlanganisweni yabo. UMose ngaphansi kukaNkulunkulu, uBhalamu ngaphansi kukaBhalaki, kukanti bobabili abaprofeti babengamadoda abizwe nguNkulunkulu futhi bobabili bengabomoya. Nanzelela umehluko. Munye lamunye wayelenhloko. UMose kwakunguNkulunkulu, uBhalamu kwakunguBhalaki. Nanzelela lapha ukuthi okukamoya kubekwa njani ukufakaza ukuthi okwemvelo kuphambanisekile. UMose ethunywa nguNkulunkulu emzileni womsebenzi uhlangana lokugolonjwa ngomunye umprofeti kaNkulunkulu. Ungakucabanga lokho. UMose ebizwe nguNkulunkulu, egcotshwe nguNkulunkulu, emile emsebenzini kaNkulunkulu, weza phakathi kwaleli eliqandayo, iqembu elipholileyo, futhi wagolonjwa ngomunye umprofeti kaNkulunkulu. Lokho uNkulunkulu ayekubusisile futhi wakugcoba. Ungatsho kanjani umahluko? Bona bobabili babelabaprofeti. uNkulunkulu wakhuluma kubaprofeti bobabili. Futhi abanye babo bathi, uNkulunkulu wathi yenza lokho, uNkulunkulu wathi yenza lokho. Manje, kangikubuzi lokho, kodwa kungaphandle komzila welizwi likaNkulunkulu. Umprofeti, kungela ndaba loba engumprofeti. Ungaphandle komzila. Abantu abaningi bakhohliswa kanjalo. Oh, lumfowethu angenza lokho, futhi lumfowethu angenza lokho. Futhi ulandule ilizwi. Lanxa ngikhuluma ngendimi zabantu lengilosi, lanxa ngilezipho ukuthi nginganyikinya izintaba, loba nginikela izimpahla zami zonke ukondla abayanga, ngilokhu ngingasilutho. Abaningi bazabuya kimi kulolosuku futhi bathi, Nkosi, Nkosi, kangiprofithanga yini ebizweni lakho? Angizange ebizweni lakho ngixotshe odeveli futhi ngenza imisebenzi emikhulu. Futhi ngizakuthi kibo, sukani kimi lina benzi bokubi. Angizange ngibe lazi. Kukanti babuya lesivumo ukuthi sebekwenzile. Kodwa uJesu wathi, babengabenzi bobubi. Kuyini ububi? Yinto oyaziyo ukuthi kufanele uyenze, elungileyo ukuyenza, futhi kanti kawuyenzi. Bona lokho okuza kuba yikho ensukwini zokugcina. Zwana mzila wonke, leyo bekuyinjongo yami lobu busuku. Ngithe ngiza kubaphandle ngalesi ficamunwe munye nta, kodwa ngizakudlulisa kancinyane ngamuva mhlawumbe. Khangela, leyo kwakuyinjongo yami yonke, ukulitshengisa lumzila ngelizwi likaNkulunkulu. Bona ukuthi uNkulunkulu kumele agcine ilizwi lakhe ukuze ahlale enguNkulunkulu. Manje siyananzelela ukuthi bobabili balaba babengamadoda kamoya. Bobabili babengabaprofeti, bobabili babebiziwe. Futhi uMose khona emzileni womsebenzi, ele nsika yomlilo entsha phambi kwakhe nsuku zonke. UMoya kaNkulunkulu phezu kwakhe emzileni womsebenzi, Nansi enye inceku kaNkulunkulu isiza. Ebizwe nguNkulunkulu, egcotshwe nguNkulunkulu. Umprofethi kulo ilizwi likaNkulunkulu elibuya kuye. Nanku umzila wengozi. Ngakula muntu ongaphikisa lo muntu engokaNkulunkulu, ngokaNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lathi umoya kaNkulunkulu wakhuluma kuye. Futhi wayengumprofethi. Kodwa uyabona. Lapho ethola impendulo eqotho evela kuNkulunkulu, wayengela kuyigcina, kazange ayinanzelele. Khona ke waya kuyagolomba uMose. Manje uBhalamu wadinga intando kaNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke. Manje lapho indoda enkulu yeza futhi yathi, Bhalamu, uBhalaki inkosi ithumele ukuthi uze kuye ngokuphangisa futhi uqalekise laba bantu u-Israyeli ngoba bahlakazekile ebusweni bonke bomhlaba futhi manje sebenise inkamba ukulwisana lami futhi sebekhothe wonke umbuso jikelele phansi kwabo. Futhi manje sifuna ukuthi ubuye futhi uqalekise laba bantu ngoba ngiyazwisisa ukuthi nga ungaqalekisa loba ngubani uqalekisiwe. Manje uyabona, wayengumuntu kaNkulunkulu. Lokho okubusisayo kubusisiwe. Wayeyinceku kaNkulunkulu. Futhi uBhalamu manje wacabanga engumprofethi. Kule nto eyodwa kimi ukuyenza. Futhi lokho ikudinga ukuthi iyini intando kaNkulunkulu. Yiwo umsebenzi womprofethi. Nxa ebizwa ukuba ngumprofethi. Uqala, uyini umprofethi okumele akwenze? Ikudinga intando. Ilizwi likaNkulunkulu. Kumele akwenze. Ngoba engumprofethi, ilizwi likaNkulunkulu libuya kuye. Bathi awu, awusizo sazi sezenkolo. Alitsho ngitsho iBhayibheli ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liza kusazi sezenkolo. Yibo labo abaliphambanisayo. Ilizwi libuya kumprofethi kaNkulunkulu. Futhi nangu lapha owayeyindoda eyayingumprofethi kaNkulunkulu. Futhi lapho eseqhatshiwe, ukuqhatshwa, ukubuya futhi aqalekise abanye abantu bakaNkulunkulu. Nanzelela, wahamba ukuyadinga intando kaNkulunkulu. Futhi wayefuna ukwazi intando yakhe epheleleyo. Futhi uNkulunkulu wamnika intando yakhe epheleleyo kuleyo ndaba. Intando yakhe epheleleyo yayinikezwe kuye. Yayiyini intando yakhe? Ungahambi. Yilo ilizwi likaNkulunkulu lakuqala. Ungahambi labo. Ungazami ukuhlasela abantu bami. Behamba endleleni zami ezipheleleyo. Ukuthi lokho kunjani lamuhla, ufuna ukupopota ukuphikisana lakho konke okunye. Lapho bebona umoya kaNkulunkulu usebenza phakathi kwenu. Futhi bayazama ukwenza, bakuzamile. Okweminyaka kukunyathezela phansi. Kodwa ngamandla bezama ukunyathezela kuyakhula kakhulu. Awungeke uqalekise lokho uNkulunkulu akubusisileyo. Awungeke nje. Awungeke nje ukwenze. Ngakho uyabona, labo kwakungabantu bakaNkulunkulu. Manje lo mprofeti lanxa wayephezulu lapho futhi eqhatshwe inkosi. Wasebenza phakathi kwabadumileyo, lokunjalo. Futhi ilizwi likaNkulunkulu labuya kuye. Wadinga intando kaNkulunkulu. Le ntando kaNkulunkulu yakhuluma kuye futhi yathi, ungaqalekisi abantu laba. Ngababusisa. Manje kakulasazi sezenkolo ngaphansi kwezibhakabhaka ongalandula lumbiko esiwuthumayelayo kodwa ukuthi kuyilizwi qathu likaNkulunkulu khona ngesikhathi. UNkulunkulu uyaqiniswa kukho konke okukhulunyiweyo kumbe okwenziweyo ukufakazile ukuba kuqondile. Manje akulasazi sezenkolo, akulambali weBhayibhili, akulamprofethi ongakhangela kulelo lizwi. Nxa engumprofethi uzabona into efanayo. Kodwa nxa engaboni into efanayo, uyatshengisa ukuthi kulenye into embi ngoba wena uthi awu, oh, ngingakuthatha ngokuphendukezelweyo. Kanjalo lo Bhalaki, uBhalamu, bona, kodwa uNkulunkulu wabonakalisa uMose. Futhi ke babuyini ubufakazi, ilizwi likaNkulunkulu. Futhi wezwa esisobala isinqumo sikaNkulunkulu esibalulekileyo. Ungahambi. Ungazami ukuqalekisa lokho engikubusisileyo. Labo ngabantu bami. Kodwa uyazi ukuthini? UBhalamu wayengabathandi labo bantu kwasekuqaleni. Oh, yini bangaki oBhalamu abakhona emhlabeni lamuhla? Wayengathandi lelo qembu kwasekuqaleni. Manje emva kokuba esethole isinqumo sikaNkulunkulu esibalulekileyo, ungahambi. Kodwa uyabona, kulokuthi akwenze, kwakuyinto efanayo njengoKhayini, njengoKhora. ayinomona kuthi wa wayefuna uku izizathu zokuhamba kungenani. Nanzelela isigwedlo sakhe senhlanganiso yesonto emva kokuba isethumele emuva wathi, hatshi, angikholwa ukuthi ngizakwehla. Angikholwa ukuthi ngizakuba lolutho lokwenza labo. Angisoze ngiphikisane lalabo bantu ngoba uNkulunkulu ungitshengisile ukuthi ngabantu bakhe. Uthi angikholwa ukuthi ngizahamba. Nga wayengabe wahlala lalokho kodwa phansi enhliziyweni yakhe wayengabathandi. Bona babengasibo beqembu lakhe, futhi loba yini eyayingayisiyo yeqembu lakhe yayingalunganga kwasekuqaleni. Bona, futhi wakhangela phansi kibo wathi, kube lezinto ezimbi abantu labo abazenzileyo. Ngeqiniso uNkulunkulu ongcwele uzaqalekisa abantu abanjalo. Kabafundanga, abafundanga njengathi singabantu abakhaliphileyo. Oh, bazitsho ukuthi bakhonza uNkulunkulu kodwa bakhangele bayini iqembu le ngani? Iqembu lezigqili abavoxa udaka amaGibhithe abaxotsha phansi lapho ngani? UNkulunkulu wayengasoze abe lokokwenza lalelo qembu elingcolileyo njengalokho. Wehluleka ukubona lelo dwala elatshaywayo lenyoka yethusi leyo nsika yomlilo. Wazama ukubahlulela ngendlela yokuziphatha. Wehluleka ukubona ubizo oluphezulu lukaNkulunkulu. Ngomusa, ngokhetho, babe kulowo mzila, futhi leli zwi likaNkulunkulu, futhi lapho efuna ukubaqalekisa uNkulunkulu wathi ungakwenzi. Bangabami, batshiye benjalo, ungabathinti. Manje, ngakho indoda yatshibilika, yabuyela emuva. Manje khangela isigodlo sakhe senhlanganiso yesonto. Loba kunjalo, lapho ephenduka, bathumela iqembu, elilenkunzelelo eningi. Lesi sikhathi kwakungabe kube lokunye kulokuthi kube nje abantukazana. Babe ngabe bengabodokotela bezenkolo abezayo lesi sikhathi. Babe ngabe ngobishopi, kumbe mhlawumbe abafundisi besigaba selizwe. Kubonke, wathumela iqembu elingcono, futhi le leqembu elilemfundzelelo eningi. Omunye umuntu wayelemfundo engcono encinyane futhi engabeka ngcono kuye uhlelo. Wayengakwenza kuzwakale kule ngqondo. Bona, yikho lokho uKayini akwenzayo wacabanyisisa. Yikho lokho uKora akwenzayo wacabanyisisa. Akusuye ocabanyisisayo. Siyaphosela phansi ukucabanyisisa, siyakholwa uNkulunkulu. Kungenani lokuthi enye into ayithini, siyakholwa uNkulunkulu. Asicabanyisisi lokho uNkulunkulu akutshoyo. Awungeke ucabanyisise ngakho. Kumele ukwamukele ngokholo. Futhi loba yini oyaziwa kawusadingi ukucabanyisisa futhi. Angikwazi ukuthi ukwenza njani. Ngiyakholwa nje ukuthi uyakwenza. Angikwazi ukuthi uzagcina kanjani leso sithembiso. Kodwa wathi uzakwenza. Ngiyakholwa. Ngiyakwamukela isisekelweni sokuthi ngiyakholwa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu. Uthi hawu, awungeke uphunyuke ngalokho. Angikwazi ukuthi ngizaphunyuka lakho. Kodwa wathi kukhulume. Ngiyakhumbula umalisi wami wabhaptisti wangitshela wathi, ngani, Billy, uzatshumayela insikeni ebandleni? Ngani, ucabanga ukuthi kulomuntu ozakuzwa into enjengaleyo? Ngathi, uNkulunkulu watsho njalo. Uzakwenza njani kule mfundo yegiredi yesikhombisa, ukhulekela amakhosi futhi utshumayele umhlaba wonke? Wathi, angikwazi ukuthi ngizakwenza njani, kodwa watsho njalo futhi lokho kungilungele. Bona, watsho njalo, angikwazi ukuthi kuzakwenziwa njani. Wathi, ucabanga ukuthi abantu kulo omkhulu, umhlaba ofundileyo lo ozakuyamelana lawo, kulesi sifundo sosiliso lwaphezulu lokunjalo, ucabanga ukuthi bazakukholwa lokho? Ngathi, akusikho kwami ukuba kwazi loba bayakukholwa kumbe hatshi. Ngathi, umsebenzi wami yikukutshumayela, yikho lokho angitshela khona. Wathi uzakuba lami, uthi ungitshelile lokho okwakuzakwenza, uthi kwenze khona kanye lokho athi kuzakwenza, okokuqala bamba izandla zabo, khona-ke kuzakugcwaliseka ukuthi uzakuba kwazi ngemfihlo yenhliziyo yabo. Futhi ngalitshela ngakho, futhi kwenzakala ngaleyo ndlela. Kukwenza njani? Ngilokhu ngingakwazi ukuthi kukwenza njani. Akulani lo msebenzi wami ukuthi kwenziwa njani. Kuyenziwe nje. Ngubani owayengachasisa lapho uNkulunkulu etshela u-Elija, hamba phezulu lapho ukuthi uhlale entabeni, futhi ngizakondla, ngimisele amahwabayi ukuthi akondle. Lingathola kanjani ihwabayi? Ucezu lwesinkwa leqatha lenhlanzi libekiwe, futhi alilethe kumprofethi. Lokho kudlula loba yini engingakuchasisa. Kangicabangi ukuthi ungakwenza kumbe kulo muntu ongakwenza, kodwa wakwenza. Yikho kuphela okwakudingakala, wakwenza. Futhi lelo liqiniso lakho. Ukuthi wakwenza njani, angikwazi. Akusiwa umsebenzi wami, kodwa wakwenza. Ukuthi wenza njani umhlaba, angikwazi, kodwa wakwenza. Ukuthi wathumela njani indodana yakhe, kangazi, kodwa wakwenza. Ukuthi wavuka njani kwabafileyo, angikwazi, kodwa wakwenza. Wangisindisa kanjani, angikwazi, kodwa wakwenza. Kunjalo, wakusindisa kanjani, angeke ngikutshele, kodwa wakwenza. Wangisindisa kanjani, angikwazi, kodwa wakwenza. Wathembisa ukuthi uzakwenza, futhi uyagcina ilizwi lakhe. Manje uBhalamu wayefanele abekwazi lokho, futhi wayesazi ngcono. Nanzelela, leli elingcono, iqembu elilemfundzelelo leza, futhi yini okungcono? Babe nezipho ezingcono. futhi kungezikho lokho kuphela babengamupha imali eneni futhi babengakwenza bamnika isikhundla esingcono manje ngaphandle komthumayelo ojwayelekileyo enhlanganisweni sizakwenza umphathi wesigaba bona lokho sizakwenzela enye into nxa ungagijimisa nje lelo qembu labantu liphume lapho bona futhi ukumise lokho oh bamnika isikhundla esikhulu bathi lapho ubusisa kakhulu bathi uyazi ngiyenelisa ukukuphakamisa khangela lapho athola khona amazwi akhe inhloko yesizwe wayewathetha ngaphi uMose amazwi akhe inkosi yasezulwini omunye kwakuyilizwi lesithembiso sikaNkulunkulu ngizalisa elizweni lesithembiso futhi akulamuntu oza kuma phambi kwenu ngizathumela olonyovu phambi kwenu futhi ngibaxotshele phandle kusukela kwesokunene kusiya kwesokhohlo futhi uzakuthatha ilizwe ngivele ngalinika kuwe qhubeka lithathe lithumbe ngelenu futhi manje bona nguye lowo uMose ayelalela kuye futhi lindoda yayilalele kwaze kweza kwenye into enhlizweni yakhe uqobo waba nomona ngakho futhi-ke khona njalo waya kunhloko yakhe ezenkolo bona nanzelela indawo engcono wathi uyazi ngiyenelisa ukukuphakamisa ngizakuphakamisela endaweni engcono ngizakwenzela okuneni ngizakhweza umholo wakho ngizakukunika iholo elingcono futhi lapho emnika konke kwalokhu wampumputhekisa wangaki obhalamu abakhona emhlabeni lamuhla ukuthi ngesikhundla esingcono ibandla elingcono isithembiso senye into lapho umuntu evulwa amehlo akhe elizwini lokusebenza kukankulunkulu futhi lowo muntu olungileyo olemfunzelelo uzaqala eyinceku kankulunkulu futhi ubamba ibandla elihle emva kwesikhatshana ubhabhathizo lukamoya ongcwele luyanikezwa kuye ubhabhathizo ebizweni likajesu luyanikezwa kuye okungumbhalo futhi le ndlela kuphela yombhalo yokubhabhathiza futhi lapho kunikezwa kuye le nhlanganiso yesonto isazi ukuthi bazalahlekelwa nguye lapho ekuqala lokho bamnika isikhundla esingcono le nguquko ebandleni bona isibhalamo esidala njalo khona kanye njengalokho okwakuyikho ekuqaleni manje lowo muntu ofunda ibhayibhili lelo angeke alibale ngaphandle abone ukuthi liqiniso akulamuntu owake wabhabhathizwa esebenzisa izihloko zikababa ndodana moya ongcwele isivumo kholo sekatolika futhi hatshi imfundiso yebhayibhili akulamuntu ebhayibhilini owake wabhabhathizwa kumbe iminyaka engamakhulu amathathu emva kokufa kompostoli wokucina kodwa lowo wabhabhathizwa ebizweni likajesu kristu ibandla lekatolika laqala lokho futhi labanye babo bonke babuya kikho futhi loba nguphi umthumayeli ehlezi endaweni yakhe yokutadisha futhi akhangele kulokho uyakwazi ukuthi lelo liqiniso kodwa ngenxa yodumo ukubamba isikhundla sakhe ecatshwanga ngcono phakathi kwabantu uyayekethisa awu uthi uNkulunkulu umbusisile ngeqiniso abanye babo balezipho zokusilisa abanye babo balemikhankaso emikhulu futhi lokho kuyakhuhla ebusweni babo futhi bathola impendulo efanayo evela elizwini likaNkulunkulu okokuthi wena kumbe loba nguphi omunye womuntu angayithola uNkulunkulu kaguquki ubona lokho engikutshoyo ubhalamu okwesikhundla esingcono wacabanga manje khangela lapho lelo qembu elingcono liphenduka elikahle ubhalamu lapha wathatha isifundo mbumbulu bona wathi iqembu elingcono laphenduka wayefanele ukuba wathi sukani phambi kwami ngilitshelile ilizwi likaNkulunkulu hambani lokhu kuyitho kanje inkosi kodwa uyabona izipho futhi lokuba ngumuntu odume kakhulu o bathanda kanjani ukukwenza siza kuthumela emhlabeni wonke siza kunika indiza mthina ekhethekileyo sizasekela imihlangano yakho yonke indawo nganje unga o hatshi bona siyakwazi lokho ilizwi elikutshoyo siyakwazi lokho uNkulunkulu akutshoyo siza kuhlala lalokho ngosizo lukaNkulunkulu bona kungela ndaba lokuthi luhlobo bani lwesithembiso lokuthi ungabhadala okuningi okunganani lokungaki lokhu lokho kumbe okunye ongakuletha sifuna itho kanje inkosi lalokho akutshoyo lapha kuqala awu ibandla lathi lokho kungokwesibili sifuna lokho uNkulunkulu akutshoyo ekuqaleni futhi okunye okungezelelweyo kikho kumbe kwaphungulwa kikho lelizwe lakho lizasuswa ebhukwini lokuphila okungezelela ilizwi elilodwa kikho kumbe ukuphungula ilizwi elilodwa akikho sifuna lokho akutshoyo hathi lokho ibandla elakutshoyo lokho udokotela Jones akutshoyo lokho omunye akutshoyo sifuna lokho itsho kanje inkosi eyakutshoyo lokho ilizwi elakutshoyo kodwa manje siyafumana ubhalamu inceku kankulunkulu futhi inengi lalawo madoda liqala futhi begcotshwe nguNkulunkulu futhi bakhuluma ilizwi likankulunkulu ezintweni ezineni kodwa lapho kusiza eqinisweni eligcweleyo abasoze bakwenzi.
Notice here.
Nanzelela lapha njengomprofeti kaNkulunkulu wayengamelanga abanjwe eqembini elinjengalelo kwasekuqaleni. Wayengamelanga ngabe wahamba labo. Kodwa khangela ngenxa yedumo. Bona ngenxa yesazela sakhe wathi,
awu
hlalani ubusuku bonke futhi ngizazama njalo. Bona ngizazama njalo. Kuyini okufanele ukukuzama? UNkulunkulu usevele wamtshela okokutsho. UNkulunkulu wathi, batshele ukuthi awuhambi. Lelo yilizwi lakhe lasekuqaleni. Angiyi. Uthi ungahambi. Ungaqalekisi lokho engikubusisileyo. Manje khangela ukuthi kwamphendukela kanjani emva kwesikhatshana. Bona. Uthi kuzakwenza sonke isikhathi. Lapho uNkulunkulu ekhuluma ulutho, utsho khonokho. Akaguquli ingqondo yakhe ngakho. Uhlala kanye nalizwi lakhe. Ungelandaba lokuthi omunye umuntu uthini. Uhlala kanye lalelo lizwi. Manje uBhalamu wayefanele azi ngcono. Wayefanele ngabe wazisisasidi sakhe ebantwini abanjalo. Kodwa zonke zona izipho ezinhle lezithembiso zalinkosi. Wathi, uyazi ngingakwenza. Ngingubhishopi. Ngingenza nje loba yini engiyifunayo. Uthi ngizakuphakamisa. Xa ungabuya ungenzele khona. Futhi uNkulunkulu wayesemtshelile ungakwenzi. Kodwa kunjalo uBhalamu wathi, wena hlala ubusuku bonke futhi ngizazama njalo. Bona, wayelelizwi. Akudingakali ukuphikisana futhi ngakho. UNkulunkulu usevele watsho njalo. Kanye leqembu elinjengalelo bayahlala bekukhuluma uphume entandweni kaNkulunkulu. Xa ungabavumela, kwakuleqembu elilodwa ukuza kumprofethi ngesinye isikhathi elabizwa ngokuthi uJobe. Babengela kukhuluma bamkhuphe. Wabona umbono, wayekwazi lokho okwakuqondile. UBhalamu wabona umbono futhi kunjalo ngahlalanga lawo. Kungenani lokuthi amaqembu akhe ebandla akutshoyo, oJobe kumele wenze lokhu, kufanele wenze lokho. Ngitsho lomkakhe wathi, ukhuluma njengomuntu oyisiwula. Bona, ngiyakwazi lokho inkosi eyakutshoyo. Ngiyakwazi lokho wayekufuna futhi yikho lokho engikwenzileyo. Bona, wahlala lalokho uNkulunkulu amtshela khona. Nanzelela uBhalamu esebenzisa lesi sifundombumbulo okwesazela sakhe. Bona, wathi, awu ngizafumana, ngizazama njalo. Manje nako lapho obuya khona okwesibili. Bangaki oBhalamu esilabo lobu busuku abathanda ukusebenzisa leso sifundombumbulo sikaMateyu 28:19 ngenxa yesazela sabo nje? Bangaki abafuna ukusebenzisa uMalakhi 4 ngenxa yesazela sabo? Bangaki abafuna ukusebenzisa uLuka 17:30 ngenxa yesazela sabo nje? Bangaki abafuna ukusebenzisa lezi izinto? Kukanti awu, ngiyakutshela ngiyakholwa bonke baxubene kulokho. Futhi ke nangu uBhalamu ezama ukuthi mhlawumbe engxenye uNkulunkulu waxubaniseka, ngizazama njalo. Bona, bona lokho akutshoyo. Manje uyayazi inhliziyo yakho. Nanzelela uBhalamu wasebenzisa lesi sifundombumbulo ngenxa yesazela sakhe uqobo, ngoba ngempela wayefuna leyo mali, wayefuna lobo bukhulu, wayefuna lokho, wayefuna lowo msebenzi. Wayefuna lezo sikhundla ukukhangelelwa njengodokotela sibani bani. Ngakho wathi, ngizazama njalo. Oh, uBhalamu emhlabeni lobu busuku, izikhundla ezithenjisiweyo, udumo, oh minabo, bathundubeza isazela sabo ngakho. Ngenxa yezinhlanganiso zamasonto abo bathi, nga ungenza lokho uyaphuma uhambe. Ngiyazi uyindoda elungileyo futhi siyakuthanda, futhi uyindoda elungileyo siyakuthanda, kodwa awungeke uchumayele lokho. Imfundiso yethu ithi awungeke ukwenze lokho. Udokotela sibani bani wathi, leyi yindlela okuyiyo. Manje kufanele ukukholwe ngali ndlela nxa uhlala lathi. Manje nxa ufuna kukwenza, ngiyakwazi ukuthi ube lesikhathi esinzima. Awu, ngizabona nxa ngingeke ngikwenze uphakanyiswe, mhlawumbe kuntshintsha amabandla. Oh, wena Bhalamu, lapho usazi intando kaNkulunkulu, wena yenze. UNkulunkulu akayi kuguqula ingqondo yakhe, hatshi. Into ayengedlula kiyo, iqiniso ngokuthunywa kwakhe. Wathi, awu, ngizazama njalo. Nanzelela uBhalamu abakhona. Ngakho manje khumbula, lapho esiza ngobusuku besibili, lalesi isikhulu sodumo esevele waba lesazela sakhe sesibanjwe yibuthutha futhi sathundubala, uNkulunkulu wamyekela wahamba. Manje uNkulunkulu kazange aguqule ingqondo yakhe, kodwa wamnika intando yakhe yokuvumela nje kubekela phambili ke. Kodwa wafumana ukuthi akuyi kusebenza. UNkulunkulu wayekwazi lokho kwakusenhliziyweni kaBhalamu. Lanxa wayengumprofethi wakwazi ukuthi wayezabazonda labo abagiqiki abangcwele, futhi nje wayezafuna ukubaqalekisa bona kungenani. Futhi uNkulunkulu wayesemtshelile ukuthi angakwenzi, kodwa kukanti wabuya wayefuna kukwenza njalo. Ngakho uNkulunkulu wamvumela aqhubekele phambili. UNkulunkulu wathi, qhubeka. Manje khumbulani, kazange aguqule ingqondo yakhe. Nanzelela, kwakuyisifiso sakhe ukubaqalekisa abantu ayebabala njengabadlulisa amalawulo.
wayefuna ukubaqalekisa wayefuna isikhundla wayengafuni ukudlala ngabo ngakho wacabanga aluba wayengenzela inkosi lesi senzo esincinyane khona-ke wazaphakanyiswa unkulunkulu kazange akhukhule ingqondo yakhe kumbe ilizwi lakhe kodwa uzakunika isifiso senhliziyo yakhe senhliziyo yakho wakuthembisa lokho liyakwazi lokho wathembisa ukukupha isifiso senhliziyo yakho kuthi makuthi isifiso sakho sibe yilizwi likankulunkulu makuthi isifiso sakho sibe yintando yakhe kungabi yintando yakho intando yakhe nxa engamcele ulutho engakuniki yona wothi ngiyabonga nkosi uyazi lokho okuhle khangela ngitsho le nkosi uhezekiya lapho ethumela lo mprofethi phezulu lapho kuye unkulunkulu wakwenza futhi wathi hlela indlu yakho uzakufa uhezekiya wachibilikisela ubuso bakhe emdulwini futhi wakhala kabuhlungu futhi wathi nkosi unkulunkulu ngiyakucela unginake ngihambe phambi kwakho ngenhliziyo epheleleyo ngifuna ungivumele ngiphile iminyaka elithumi lanhlanu ubude kulungile unkulunkulu wakhuluma kumprofethi wathi buyela futhi umtshele ukuthi ngimzwile futhi kuyini akwenzayo waletha ihlazo phezu kwesizwe sonke walumathisa izondo kankulunkulu waze wacina engambulala kunjalo liyakwazi lokho wahlehlela muva kunkulunkulu kwakuza kuba kube ngcono kungela isizwe inkosi lakho konke nxa wayengabe waqhubeka futhi wathatha into kankulunkulu yokuqala kuye kodwa kwakhangeleka kunzima kumprofethi lapho umprofethi emele abuyele futhi akhulume ilizwi kunkulunkulu kuye emva kokuba esemtshelile kodwa unkulunkulu wathi qhubeka kodwa uyabona kwaletha ihlazo kuyini ubhalama akwenzayo emva kokuba kwazi intando kankulunkulu futhi kanti wayephikelela wayeza kwenza okungenani futhi kuyini okwakwenzayo nanzelela kazange akhukhule ingqondo yakhe wazi lokho kwakusenhliziyweni yakhe liyazi uthomas ngesinye isikhathi wayengeke akukholwe hatshi wathi hatshi angingeke ngikukholwe lokho nxa ngingathatha isandla sami futhi ngisihlome ohlangothini lwakhe ngifake ezipikilini zesandla sakhe awu khona-ke ngiza kukukholwa-ke wathi woza lapha thomas bona manje beka izandla zakho phakathi lapha manje o uthomas wathi manje inkosi yami lo nkulunkulu wami wathi yebo libonile futhi manje ngiyakukholwa umkhulu kanganani umvuzo wabo abangakaze babone kodwa kukanti bayakholwa abantu kwesinye isikhathi abasoze bamukele umoya ongcwele ngaphandle bakhulume ngendimi ngiyakholwa ekukhulumeni ngendimi ngeqiniso unkulunkulu olungileyo uzakunika isifiso senhliziyo yakho kodwa loba ukhuluma ukunganani ngendimi futhi ulandulele lilizwi uphambukile kungenani bona awungeke ngokukhuluma ngendimi ungena ngokugcina lonke ilizwi yibo obufakazi bukankulunkulu ongcwele lapho ukholwa ilizwi likankulunkulu bona ngiyakholwa ekukhulumeni ngendimi ngiyakholwa ungaphiliswa njengoba ngikhulume lokhu kusa uze ukhulume ngolimi olutsha ngikwenzile ngokwami futhi ngiyakwazi kuliqiniso ngiyakwazi liqiniso kodwa leso kayisiso sibonakaliso wena uthi ungumntwana kankulunkulu okhethiweyo bona hatshi ngempela akazange athi abaningi bazabuya kimi futhi bathi nkosi angizange ngiprofithe yini futhi ngenza zonke lezi izinto ezinkulu elizweni lakho uzakuthi sukani kimi linabenzi bokubi kangizange ngibe lazi likhuluma ngendimi futhi-ke liyale ukubhabhathizwa elizweni likajesu kristu enye into embi kwenye indawo yebo impela loba ziphi zalezo zinto loba yikuphi kwalezo nhlelo unkulunkulu azinikezayo kulenye into engalunganga hlola nje isazela sakho uqobo futhi ubone lokho ubona lokho ebhayibhile elakutshoyo ngitshengisa indawo lapho omunye umuntu owabhabhathizwa khona ebizweni likababa ndodana moya ongcwele bona kakukho lapho kodwa uyabona kwezinye izikhathi ngenxa yesazela sakho uthi awu uthi unkulunkulu ukhuluma kubafazi mayelana ngokuthi kumele benze njani bengagqoki okabhudula lezinto kodwa liyazi umalusi wathi ngakho bathatha indlela elula wayakwazi lokho unkulunkulu akutshoyo mayelana ngakho lapha bona sibili unkulunkulu watsho njalo ngakho bafuna ukukwenza kungenani bona bayazama ukufumana izaba awu ngicabanga kungcono kakhulu akusikho umoya kawuvunguzi yebo kodwa unkulunkulu wathi ukuba indoda igqoke okwahlukele umfazi nxa umfazi egqoka isembatho esihambelana lesendoda kwakuyisine ngiso ebusweni bakhe ngakho akulunganga yebo futhi akufanelanga ukwenze hatshi bona ngakho-ke akulunganga kodwa uyabona bazama ukufumana izaba ukuthi inkosi ingitshelile ukuthi ngenze lokhu angitsho ukuthi akazange kodwa khangela akusiyo ntando yakhe epheleleyo kufanele kube intando yakhe yokuvumela nje liyabona lokho eliza kwenza kuzangcolisa iqembu lonke wangcolisa inkamba yonke nanzelela lapha unkulunkulu kazange akhuqule ingqondo yakhe ilizwi lakhe kodwa angunkulunkulu olungileyo uthi uzakunika isifiso senhliziyo yakho lanxa simelana le ntando yakhe ngiyakukholwa lokho khangela unkulunkulu watshela mose wena hamba phansi lapho lumprofethi ogcotshiweyo wathi hamba phansi lapho uthi ukhulume kulelo dwala selivele latshaywa umose wehla phansi ekuzondeni kwakhe wathatha intonga futhi wathi lina bahlamuki kumele silikhuphele amanzi kuleli dwala futhi watshaya idwala amanzi kawazange aphume walitshaya njalo aphuma kwakumelana le ntando kankulunkulu kwebula lonke icebo ebhayibhilini ukristu kwakufanele atshaye okwesibili bona uKristu wachaywa kanye wephula icebo lonke kodwa wamupha intando yakhe yokuvumela nje khona ke emva esethe bona silitholele amanzi yebo ngililethele wona linaqembu labahlamuki uNkulunkulu wathi woza lapha Mose woza lapha woza phezulu lapha esikongweni kuyinceku ethembekileyo njengomfazi walezicathulo ezilezithende ezinde wakhwela bona khangela phetsheya bona lizwe lesithembiso onkosi kodwa awuchaphi uthethe intando yami yokuvumela nje phansi lapha edwaleni uzikhazimulisile sibi sakho bona futhi hatshi mina wazincwelisa sibi sakho awuzange ungincwelise awuzange ugcine ilizwi lami lasekuqaleni lokho engikutshele ukuthi ukwenze kukanti amanzi aphuma ungabeka izandla phezu kwabagulayo futhi basile ungaprofetha kumbe ukhulume ngendimi kodwa into ikuthi gcina ilizwi lakhe lasekuqaleni uNkulunkulu kaguquli ingqondo yakhe mngane kumele ugcine ukuthuma kwakhe intando yakhe awulokho kwakungokwabafundi akaguquki ngaye lokhu elomfundi yikho okuthunywa okufanayo hambani liye emhlabeni wonke futhi litshumayele evangeli lezi zibonakaliso zakubalandela labo abakholwayo akukaze kuguquke angeke aguquke manje ungathi awu ngiyakutshela akusikho okwalolu suku o wena mbhalamu uyabona bona uNkulunkulu kaguquki ungofanayo izolo lamuhla lanini nini khangela nje ubhalamu lamuhla o ngiyakwazi ebhayibhilini babhaphathiza ebizweni likaJesu kodwa khangela abantu bonke ngangila ndaba lokho abantu abakwenzileyo akuna linye ibizo ngaphansi kwezulu elipiwayo ebantwini ongasindiswa ngalo akuna kuthethelelwa kwesono kuphela ngebizo likaJesu Kristu ini ulunge okunganani lokho okwenzayo lokho akulanto eyodwa yokwenza lakho ilizwi likaNkulunkulu lasekuqaleni kumele uhlale lalokho ulungile ukulalela elizwini lakhe kungcono kulomhlatshelo liyakhumbula lezo sikhathi lapho uSawule ephenduka
had a gift of faith
uBhalamu wayeleziposokholo futhi wayengasebenzisa kokupheleleyo ilizwi likaNkulunkulu lasekuqaleni abantu abaningi enkundleni lamuhla belezipho zokusilisa bangenza into efanayo amadoda amaningi phandle lapha abantu bekhuluma ngendimi abantu beprofitha isipho singasetshenziswa ngombuso kaNkulunkulu kodwa abakwenzi bathatha uthi uNkulunkulu uyabusisa kungenani bathole intando yokuvumela kodwa nginxa yedumo lentokozo lenzuzo eqondane labo bathengiswa buzibulo babo njengalokho Isawu akwenzayo bona bathengisa enhlanganisweni bathengisa njengoBhalamu akwenzayo bona abaningi benza lamuhla into efanayo siyakwazi ukuthi kunjalo bayathengisa buzibulo babo abafazi bezitsho ukuba lomoya ongcwele begqoke okabhudula amadoda bebavumela kumapulupithi abafazi abalinwele ezigeliweyo kumapulupithi ipenda ebusweni babo begqoke ingubo zenkolo isikhubekiso esikhulu ibandla elake laba laso nxa ufuna ukuba kwazi emandleni ezepolitiki kuyisikhathi bani esikhathini sombuso bona lapho amajuda akhona khangela ukuthi amajuda anjani ngoba bayisizwe nxa ufuna ukuba kwazi lapho izizwe ezime khona khangela amajuda nxa ufuna ukuba kwazi lapho ibandla elime khona khangela abafazi khangela ukuziphatha phakathi kwabafazi ngoba umela ibandla lapho ubona ukungcola phakathi kwabafazi uyathola ukungcola ebandleni lokho aba yikho uJezebeli opendiweyo khona kanye lokho ibandla eseliyikho bona manje lelo liqiniso futhi liyakwazi lokho bona nxa ufuna ukuba kwazi lapho ibandla elikhona khangela ukuziphatha phakathi kwabafazi benu ngoba yena uyikho ibandla ngumfazi nxa ufuna ukwazi isimo selizwe khangela amajuda nanzelela njengalokho uNkulunkulu akukhuluma kuBhalamu emva kokuba esezwe isinqumo seqiniso elibalulekileyo ilizwi ungahambi yebo khona ke wamtshela emva kokuba isebone enhliziyweni yakhe lokho okwakuzakwenza wamnika intando yakhe yokuvumela nje ngakho wathi hamba futhi ungenza into efanayo nxa ungafuni ukuhamba eqinisweni ungahamba futhi ube le nkonzo enkulu ngeqiniso ungakwenza kodwa uthatha ukuvumela kwakhe uhamba phezu kwelizwi lakhe uza kuphumelelisa sibili njengalokho wakwenza uBhalamu wayephumelele kodwa wayengeke aqalekise laba bantu wayengeke akwenze ngoba isikhathi sonke iqala ukuqalekisa wabusisa bona wayengeke akwenze kodwa lapho esiza ekubeni ngophumelelayo ekwenzeni kwakhe wafundisa labo bantu ngoBhalaki ukwenza ubufebe waletha enkambeni yako-Israyeli futhi wabahlanganisa wathi ngani sonke simunye ngani likhonze uNkulunkulu ofanayo silomprofethi phezulu lapha lani lilomprofethi phansi lapho futhi silomhlatshelo ofanayo uJehova ofanayo njengabo baba bethu manje kungani lonke lingabuyi nje futhi lihlanganyele lathi ibhayibhili lathi ungazihlanganisi phakathi kwabangakholwayo ungazibophanisi labo lakancinyane ngabe ngakukholwa hlala khatshana labo bona kumani libe ngabehlukanisiweyo itsho inkosi futhi ngizakulamukela bona lingathinti izinto zabo ezingcolileyo kunjalo ukungcola kwabo okumelana lelizwe lezinto ezinjalo. Hlala khatshana lakho ungakulaleli. Futhi lapha siyathola ukuthi uBhalamu wehla phansi lapho futhi waqala ukufundisa abantu futhi wale mpambeko futhi wagijima endleleni kaBhalamu ukuthi wakwenza njani futhi wafundisa uBhalaki labantwana bako-Israyeli benza ubufebe. Futhi isifo sachaya ilizwe lika-Israyeli abantu lezi nkulungwane zabo zafa ngosuku lunye. Futhi lapho besaselapho phambi kwe-altare likankulunkulu bekhuleka, nanko kusiza indoda yako-Israyeli lomfazi wasemidiyani, umfazi wenhlanganiso yesonto, futhi wangena ethenteni. Futhi indodana yomphristi yeza lapho futhi yathatha umkhonto futhi yabulala bobabili, futhi lokho kwamisa ulakalo kankulunkulu. Yakwazi ukuthi lowo ngumbhalo, kunjalo na, bona. Kodwa kwenzakalani? UBhalamu waphumelela ekwenzeni u-Israyeli abe buthakathaka. Kuyini akwenzayo? Wenza buthakathaka inkamba yabo. UNkulunkulu wamvumela ahambe futhi wenza buthakathaka inkamba yabo, futhi kwangcolisa inkamba yonke. Futhi lapho enye imfundiso iqala engayisiyo iqiniso leBhayibhili, iyangcolisa inkamba yonke. Omunye umuntu waphakamela umqondo wathi kileyo njengokhora, futhi athi awu lokhu lokho lokunye, futhi ngilo mqondo wathi kileyo ungcolisa inkamba yonke, futhi yikho lokho okwenza inkamba yonke ebandla lamuhla. Kunjalo efundisa njengalokho akwenzayo, esenza buthakathaka inkamba yonke yaseKadesh Barnea ukutshengiselana kwelizwi. Lapho sebefike eKadesh Barnea khona-ke ukwenziwa buthakathaka kwenkamba, baphenduka behambe khona emva. Kumbula babedle ukudla kwengilosi, babelelizwi likankulunkulu ubusuku bonke libonakalisiwe, futhi badla ukudla, banatha edwaleni, benza konke, babona izimangaliso, bakhangela uMose futhi babona ilizwi lakhe, babona iziprofeti zakhe, yonke into. Futhi-ke ekugcineni lapho belalela kulomfundisi wamanga, wangena phakathi kwabo futhi wafundisa okungayisikho, wenza inkamba yaba buthakathaka futhi waphumelela ngakho. Wayengabe eyakhe ezakhiwo zezigidi zamadola, wayengabe ebelenhlanganiso zamasonto ezinkulu, wayengabe engeze ezinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane, futhi wenza imisebenzi emikhulu lemisebenzi elamandla, futhi wayengumprofethi. Lokho kulungile, kodwa ingqeke kungayisikho lelizwi likankulunkulu. Ungcono uhlale khashana lakho. UNkulunkulu kaguquli ingqondo yakhe, hlala uqondile lelizwi lakhe, ngoba yikho okuzaphuma ekugcineni. Ilizwi, ilizwi ngelizwi. Loba ngubani wazasusa ilizwi elilodwa kilo kumbe angezelele ilizwi elilodwa kilo, kufanele lihlale liyilelo lizwi. Manje lalelisisani manje. Lapho isivivinyo selizwi sifika, lapho besiya ngaphetsheya futhi babona abalisana labo babakhulu kakhulu, abalisana labo omkhulu abazange bambone, ama-Amaleki babephindwe ukulithuma isilinganiso sabo. Bathi sikhangeleka njengentethe, uthango lwabo kumbe amadolobho abo ayakhelwe imiduli, baze bagijimisa imincintiswano yenqola belibhoda, inqola ezimbili ngamandla wonke zibhoda emidulwini, bona yamadolobho abo. Ngani? Imikhonto yabo iphumela phandle imide, futhi bayezikhwaka. Ngani? Sikhangeleka njengentethe, asingeke sikwenze. Futhi amadoda amabili ama kulelo lizwi, uKhalebi loJoshua, bathi manini okomzuzu lina bantu abayizigidi ezimbili, thulanini okwezikhatshana nje. Siyenelisa ngokwadlulisileyo ukukwenza, bona siyenelisa ngokwadlulisileyo ukubakhulela. Kuyini ababesekele kikho? UNkulunkulu wathi ngilinikile ilizwe ngelenu, futhi lapho bema, kodwa abantu babezibambanisile phakathi kwezinye izinto, lazo zonke inhlobo zezivumankolo lemikhuba phakathi kwabo. Futhi bona bekwegaxeka nje belitepetepe, bengazi ukuthi bachibilikele kuyiphi indlela lalokho okokwenza. Kunjalo lapho kweza isivivinyo selizwe, kukanti uyakunika imvumo yokukwenza, ukuvumela intando yakho, intando yokuvumela nje, esazi ukuthi lokho okusenhliziyweni yakho uyakwazi. Uthi awu mfowethu Branham, ngenza okunje lokunje, ngakungikhathazi. UNkulunkulu uyangibusisa nsuku zonke, ngiyahlabela emoyeni, ngiyadansa emoyeni, uza kuvumela. Qhubeka kunjalo, kodwa kuyini oza kwenza? Ngigqoka ukaphudula futhi ngenza lokhu, ngakungikhathazi, ngiyazi ukholo lwami kuKristu, hathi kulokhu engikugqokayo. Kodwa iBhayibhili lathi kulenye into kukho, bona kuyini oza kwenza? Uza kwenza isikhubekiso njengalokho uBhalamu akwenzayo phambi kwabanye bonke abafazi. Kuyini oza kwenza emankazaneni enu amancinyane? Uza kuba leqembu labo-Riketa. Kunjalo sibili, iqembu elincinyane labo-Jezebeli abapendiweyo, bona. Kodwa uNkulunkulu uza kuphumelelisa. Ngani? Uyangibusisa, angikuthandabuzi lokho. Wabusisa uBhalamu laye, bona ngeqiniso uza kwenza. Uhamba entandweni yakhe yokuvumela nje, hathi intando yakhe epheleleyo. UNkulunkulu kaguquli ingqondo yakhe, ngoba uyakubusisa. Wabusisa u-Israyeli khona phandle lapho okweminyaka engamashumi amane. Kuyini abakwenzayo? Bathatha abafazi, bakhulisa izimuli, baqabuja abantwana, babhadala kwechumi kwabo, baphila khona phandle lapho. Futhi uNkulunkulu wababusisa inkangala, wabapha ukudla kwemana kusiya lokuya, futhi bonke babhubha, ngoba abazange bagcine eyakhe yasekuqaleni, ukuvumela nje intando yakhe yakuqala, ilizwi lakhe. Bathatha indlela yakhe yokuvumela nje, qhubekela phambili. Kodwa ukhumbule lapho besuka eKadeshi, abazange nitho bafike loba ngaphi, bahamba nje bebhoda lokubhoda enkangala. Lapho ababengabe bephumile ensukwini ezimbili emva kwalokho, babengabe beselizweni lezithembiso, bahamba iminyaka engamashumi amane, futhi bonke ngamunye wabo bafa, kuphela uJoshua loKhalebu. labo bahlala elizwini lasekuqaleni. Oh uNkulunkulu, sisize. uNkulunkulu kaguquli intando yakhe. Kaguquli ingqondo yakhe. Kodwa uza kukubusisa. Sibili wabusisa uBhalamu. Futhi kuyini akwenzayo phansi lapho? Wangcolisa inkamba yonke. Bona, umele uhlale kulokho akutshoyo. Kazange aguqule icebo lakhe lasekuqaleni. Manje khangelani aboBhalamu lamuhla enkundleni lingakwenza. Khangela njengalapho. Ukuphumelela, ukukhuluma ngendini, sibili. Ukusebenzisa isipho sikaNkulunkulu ngenzuzo. Yonke into sibili. Kodwa kuyangcolisa ibandla lonke likaNkulunkulu ngemfundiso yabo ebolileyo. Unjalo. Omunye wathi kini, wathi kuyini okwenzela khona lokho, kuyini okwenzela khona lokho. Wathi awukholwa ukuthi lelo liqiniso na. Oh yebo, kodwa wathi, uyazi ukuthini, lo akusiyo umsebenzi wakho. Kumele ukhulekele abagulayo. Baya kukholwa ukuba ngumprofethi, ngani? Ungabafundisa abafazi ukuthi benze njani? Lalawo madoda, ukwenza njani? Lokho lokunye. Ungabafundisa njani i-algebra lapho bengeke bafunde ama-ABC? Ha? Ungabafundisa njani zona izinto lapho bengenelisi lokuthatha kwezimfundo zabo zakuqala? Bona, kumele uphenduke futhi uqalise lapho owaqalisela khona. Kumbe lapho owatshiyela khona. Futhi uthathe lonke ilizwi likaNkulunkulu. Kangela kikho nje ezinkundleni lamuhla, njengalokho uBhalamu wangenisa ebandleni likaNkulunkulu isifebe. Wangenisa isifebe ebandleni likaNkulunkulu. Kanjalo, lalaba abafundisi bamanga lamuhla bezama ukulitshela. Bazahlanganisa zonke zalezi izinhlanganiso lalaba bantu. Kusifebe esidala sikaSambulo 17. Imfundiso yabo kaBhalamu iyabhoda lamuhla futhi ithi siyafanana nje singamaKristu sonke. Futhi abaKristu labo papa lani okunye konke ukuyekethisa lokwenza lokhu. Umthimali wathi, lami ngiyazi umthimali wePentekostali. Bonke babo baqala manje ukunikeza ikosha endingilizi okutsho ukuthi Astoreth uNkulunkulu wenyanga isinkwa esiyisipatala lasekosha. Uthi vala amehlo akho. Kufuthi sithathe nga kuzisa ubuhlungu isazela sakho vala amehlo akho isinkwa esiyisipatala la izindingilizi sitsho ukuthi sithatha umzimba ophukileyo uJesu Kristu ephukile athi uNkulunkulu wenyanga oyindingilizi uAstoreth lo uMaria amthathela indawo futhi ikhosha yamaRoma ilokhu iyindingilizi ngoba uNkulunkulu wenyanga uNkulunkulukazi athi uNkulunkulu silekhosha ephukileyo ngeqiniso oh ngakho manje isifebe esikhulu sikaSambulo 17 laba abafundisi bakaBhalamu lemfundiso yabo yamanga sihlanganisa ibandla kulolo hlobo lenyakanyaka khangela lapho kusize kubonakalisweni ngesikhathi sokucina khangela ubuthakathaka bakho manje ikhulu elisificamunwemunye lezinye izinhlanganiso ezehlukeneyo eyodwa idonsela kwenye indlela lenye kweyinye akunakubambana phakathi kwabo futhi bazama ukuletha ukubambana kungasekelwanga ngelizwi likaNkulunkulu icebo likaNkulunkulu lasekuqaleni bakuthatha ngepolitiki futhi langenhlanganiso uNkulunkulu kaguquli ingqondo yakhe uhlala kanye lelizwi lakhe wathi izulu lomhlaba kuza kwedlula kodwa ilizwi lami aliyi kwedlula kunjalo uhlala lelizwi lakhe lasekuqaleni oh minabo lanqabe lokhu becabangisisa bemelana lalo njengabakwenzayo futhi nje kulento eyodwa kuphela yokwenza akasoze ayiguqule kholwa nje ngoba konke amazulu lomhlaba kuza kwedlula ilizwi lakhe alisoze lehluleke bona liyabona ukuthi lihlanganiswa lani bona ipolitiki lezinto ukuthi bazama njani ukujoyina ibandla ndawonye ngepolitiki ebandleni asijoyiniswa kuKristu ngepolitiki siyajoyiniswa ebandleni kuKristu ngobhaphathizo lukamoya ongcwele futhi indlela owazi ngayo ubhaphathizo lukamoya ongcwele kungenxa yokuthi lowo moya ophakathi kwakho ubonakalisa ilizwi lonke likaNkulunkulu kuba liqiniso kunjalo ngoba loba ngubani ozaphungula ilizwi elilodwa kilo kumbe angezelele ilizwi elilodwa kilo ingxenye yakhe ezasuswa ebhukwini lokuphila kukanti uyaphumelela futhi awungeke ukukholwe lokho ngokuphumelela awungeke wadlulele uNkulunkulu ngokuphumelela mhlaba uyaphumelela uBhalamu waphumelela ngakho kodwa mfowethu wahlulela uNkulunkulu ngelizwi lakhe ugcina ilizwi lakhe futhi alibonakalise liyiqiniso ngakho khumbula mngane ingqe yophila ungakukhohlwa lokhu uNkulunkulu kaguquli ingqondo yakhe kukanti uzabusisa uzakuvumela uhambe intando yakhe yokuvumela nje kodwa akasoze aguqule ingqondo yakhe akayikuguqula icebo lakhe akasoze aguqule ilizwi lakhe ngenxa yakho athi mnumzana kumele uguquke awungeke ube lelizwi likaNkulunkulu ukuhambelana lesehlakalo sakho kumele ube lesehlakalo sakho sihambelane lelizwi likaNkulunkulu bona iyo indlela ole uthi awu ngindoda elungileyo uNkulunkulu wenza lokho kumbe okunye kodwa oyaligcina ilizwi lakhe na oh awu ngiyakutshela lokho akusikho nje athi kulungile kulenye into engalunganga kwenye indawo uNkulunkulu uyahamba yebo uza kuphumelelisa sibili uza kwenza inhlanganiso zamasonto ziyaphumelela kulowo bengasoze abe lakho bayasabalalisa amathente abo amakhulu amabandla amahle lakho konke elizweni lonke banothile le mali ithululeka phakathi lamalunga avela ndawo zonke alijongo yini ibhayibheli ukuthi kwatholwa kuye le noto yomhlaba umhlaba futhi lemiphefumulo yabantu lakho konke okwatholwa kulesi sibebe esidala okungumama wento yonke ipolitiki lenhlanganiso kodwa iqembu elincinyane likankulunkulu ngumlobokazi wakhe ogxile kulelo lizwe makuthi othandekayo obaba osezulwini aligcine liqinile khona lapho lingasuki ngitho kulelo lizwe ungabusisa unkulunkulu engasilisa abagulayo benu engasilisa ingane yakho egulayo engasilisa indoda yakho omkakho engasilisa umama wakho omunye umuntu ngeqa emoyeni wakhe uthi udanse phezulu laphansi kumbula izulu lina kwabalungileyo labangalunganga ngokufanayo nje kodwa lapho leyo ntanga ilele lapho ingabe igcotshiwe kumbe ayigcotshwanga futhi nga igcotshiwe nga iyingqoloyi kufanele ithele ingqoloyi nga iyilizwi likankulunkulu kumele ithele ilizwi likankulunkulu nga kungesikho awu khona-ke kakusikho bona ngiyakuthola lokho manje inkosi ilibusise lapha ngalitshela ukuthi ngangizatshiya ngehola lesificamunwemunye nta futhi nanku lapha imizuzu engamashumi amabili kuze kube ngelethumi abaningi benu lini abantu elilomango omude wokuhamba ngiyalithanda futhi isizathu ngalibamba njengalokhu akusikho ngoba ngifuna ukuba lolunyakini kodwa ngiyalithanda futhi lokho engikwaziyo angigodli lutho ngilitshela iqiniso phandle enhlanganweni lapho engiya khona alingizwa ngithumayela limibiko hathi ngalithembisa ukubuya kuleli thabhanekeli khona lapha yikho engithumayela khona imibiko yami ngile minye emithathu kumbe emine futhi lapha inkosi enginike yona ngile mibhalo ngayo engingeke ngiqale ukuyithumayela loba ngaphi kodwa khona lapha lapha yikho lapho ilizwi likankulunkulu elaqalela khona futhi unkulunkulu aze akuguqule ngizahlala khona lapha futhi ngikulethe khona lapha kunjalo phandle le emhlanganweni ngiyakhulekela abagulayo lento yonke njengalokho futhi ohlangothini ngikhulume izinto ngendlela ebhodayo ukuthi izimvu ziyayizwa bayakwazi ukuthi kukhuluma ngani kungenani isithiyo ehukeni liyabona ngitshengisa izibonakaliso zokuzama ukutshengisa ukuthi unkulunkulu uyakwazi ekudaluleni futhi uyazi inhliziyo zabantu futhi wenza lezi zinto lezo yisipho sokuvangela ukunyikinya nje abantu into yokuqala uyazi ithephu iwela endlini yabo lokho kuyabamba khona-ke futhi nxa eyimvu ubuya khona kanye lakho nxa eyimbuzi uyayithahlelela ithephu phandle uyabona lokho futhi lawe futhi uqondile ben lokho kuqondile sibili uben uke waba lesehlakalo esithile kulungile awu kunjalo alithokozi na ukuthi lingabakhe alithokozi na sasivame ukuhlabela ingoma yesipentekostali encinyane kudala njengalokhu
that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad?
Dumo! Aren't you glad? Let's sing it.
Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Alithokozi ngakho na, khona-ke sizahamba ekukhanyeni. Yayazi leyo ngoma.
Walk in delight, it's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world. Don't you mind
singing? Don't you mind singing? Don't you mind singing?
It's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine on.
Ikuphuma kwelanga.
All ye saints of light proclaim Jesus the light of the world. Truth and mercy in his name. Jesus the light.
Manje kasiphakamiseni izandla zethu lapho sihlabela.
Such a beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Shake one another's hand.
Thawulanani isandla somunye.
Oh, it comes where the dewdrops of mercy are bright.
Adithokozi na ukuthi lingabantwana bokukhanya, indodana ayivukile.
Little children love one another.
Bantwana abancinyane thandanani.
Oh, we'll just walk in. It's such a beautiful manifestation of his word. Comes where the dewdrops of mercy are bright. Just shine all around us by day and by night. It's Jesus, the light of the world. We're marching.
Kupai henki yako, kupani ama henki enu oko mzuzu nje. Asipeni inkosi umnikele wokuzungeza. Kaisiso isi chungo, watu abatata emzimbeni ka Paul ama henki lezi ndio, bona.
Amen. Oh, ngakukwenze uzwe kahle. Ngingathi ngiyabona labo abangcwele bakudala emuva lapho, bengakangeni enkundleni yemidlalo yamaRoma lapho, beqalisa ukuqansa loloqaqa, liyazi phezulu kwalowo mthangala omncinyane, besiya obhalini lezilwane besithi. Indani emva kwami Nkosi Nkulunkulu Ngiyazithembisa kakutsha kuwe Ngihlanze kukho konke okungalulu Ngihlanze kukho konke okuthandabuza elizwini lakho Ngivumele kusukela kuliphasika Ngibe isidalwa esitsha uKristu Jesu Mangithwale enhlizweni yami Ilizwi lakho malibe isibane enyaweni zami eliza kukhanyisa indlela yami kusukela manje ngiza kukulandela elizweni likaJesu Amen. Lokho akukwenzi uzwe kuhle na sizinikele sibi sethu kakutsha sisazi ukuthi enhlizweni zethu saphiliswa kwabafileyo senziwe zaphila ngakukwenzi uzwe kahle ninabo oh minawo ngiyalithanda ngothando olungafiyo lalelani thandanani ngoba awungeke uzonde umfo wakho ombonayo futhi lithi liyamthanda uNkulunkulu lo elingazange limbone bona ngakho thandanani omunye lomunye khona-ke liyaphathisana munye lomunye likhonza uNkulunkulu kunjalo na lapho lisenza kwabancinyane balaba abalamandla aphilisayo kibo ikwenzile kimi sakubona nini ulesi dingo sakuvakatshela nini entolongweni sazenza nini lezi zinto lokho elakwenza kibo likwenze kimi akumangalisi lokho ngiyamthanda alimthandi na Oh kulenye ingoma eyodwa kufanele sihlabele nganje lilomunye umzuzu wesikhathi. Oh awu siza kubathatha nje kulungile. Kulungile mnumzana. Oh thatha ibizo lika Jesu kanye lawe. Ingakukhohlwa lokho bangani. Asihlabeleni sonke manje. Munye ngamunye ndawonye manje ngenhliziyo yonye enkulu iseni kuye. Ngasithi ngakho konke esilakho phakathi kwethu. Kumbulani manje, ngikukhulekele lapho imimoya echisayo yokuzingelwa ivunguza, lapho devil inhlangothi zonke begolomba, ngizakhumbula liyangikhulekela busuku kumbe imini, futhi ngizabe ngilikhulekela. Lime lomalisi wenu olungileyo, umfowethu Neville, lomsekeli umfowethu Capes, balaleleni. bazalifundisa ilizwi lokuphila. Ngiyakukholwa lokho. Ngabe ngingakukholwa, ngeqiniso bengingasoze ngibe labo lapha. Ngeqiniso bengingasoze, ngiyakholwa ukuthi bayakholwa umbiko futhi bahlala kanye lawo ngobungcono kolwazi lwabo. Uthi ngilokukholwa kumadoda omabili. Hlalani labo. Laba abanye abafowethu ngalapha, lapho abathola khona umhlangano wabo. Abame lapha lobu busuku, nga ungaba sesigabeni sabo, line labo, lizwile lokho abakulandela lapha lobu busuku.
The name of Jesus saved you as a shield from every snare. Listen to this. Oh, when temptations round together, just breathe that holy name in prayer. Precious name, precious name.
Nkulunkulu othandekayo, silisa laba abantu, ngiyakucela baba ebizweni likaJesu, siphe khona Nkosi, ngiyakhuleka. Asikhothamiseni amakhanda ethu manje. Oh Nkulunkulu, woba lathi, sisize Nkosi. Lo ngumkhuleko wami ngeqiniso size sihlangane njalo uNkulunkulu alibusise futhi manje ngizacela umfowethu nevali oligugu ngaye ngaphumisa lombuthano omuhle uNkulunkulu uyalithanda munye lamunye ngilokubonga sibili ukuba labantu njengani lonke wawuza kuba yini umbiko wami ngangingela muntu owaye ukholwa futhi kulabantu lapha lali ngawufela lo umbiko esilawo makuthi uNkulunkulu alisize munye lamunye imikhuleko yami ilani izibusizo zami zihambe lomunye lamunye wenu mali ngakhohlwa ukuthi liyingxenye kulokho kuvuka amandla aphilisayo akini manje konke kuhlalisekile ngumntwana kaNkulunkulu ngasikhothamiseni amakhanda ethu ukuze kuthi umfowethu nevali asiphumise futhi uNkulunkulu alibusise.